Libusiswe, ngicabanga ukuqala sile ngane encinyane lapha. Udoc ungitshelile nje imizuzu emilutshwana edluleyo. Umfowethu enyameni obefuna ibingeyokubusiswa. Futhi manje, ngalabo omama belabantwana babo abancinyane abafuna ukubanikela enkosini. Singathokoza ukuba labo khona manje ukubuya, ukuletha abancinyane babo. Manje futhi abantu abaningi baya lokho abakubiza ukubhabhathiza. Ibandla leMethodist liyakwenza. Futhi ngiyakholwa amaNazareni. Angilaqiniso. Hathi, ngicabanga yikho lokho abehlukana ngakho. Kwakuyikubhabhathiza insani, amaNazareni leFree Methodist. Kodwa kungenani, abanye babo benza into eyodwa leyinye. Kodwa futhi abanye babo bathela amanzi amancinyane kibo. Abanye bayabachela. Futhi kodwa sihlezi sizama ukuhlala nje duzane leBhayibheli njengesikwaziyo ukukwenza. Manje akula mbhalo eBhayibhelini oyingane ukuba ichelwe, futhi akula mbhalo eBhayibhelini ukuba loba nguphi umuntu achelwe. Akusiyonto esembhalweni, kuluhlelo lwebandla leKatolika. Kodwa baya kwenza, baletha ingane ezincinyane kuJesu, futhi sifanele simele, sifuna ukwenza into efanayo ayenzayo. Wabeka izandla zakhe phezu kwabo, futhi wababusisa, futhi wathi, vumelani abantwana abancinyane baze kimi, ningabenqabeli, ngoba ungowabanjalo umbuso wezulu. Futhi lokho yikho esiqhubeka sikwenza lapha eTabanekeli. Lapho sizama ukuqhuba iBhayibheli eliqotho indlela ezinikeleleyo ngobungcono esikwazi ngabo ukukwenza. Ngakho manje, ngalo mama kumbe loba baphi abanye omama abalengane zabo ezincinyane ukunikelwa, lapho udadegeti ekhalisa, baletheni phakathi. Ngani? Lina baletheni phezulu ku-altare. Umfowethu lami sizakwehla phansi futhi sinikele abancinyane enkosini, kulungile. Mfowethu Neville, ngiyabonga dadegethi, lokho kuhle sibili, bangaki abathanda abantwana abancinyane. Nga ungabathandi, kulenye into engalunganga ngawe, kule nto engalunganga. Manje lobu busuku, manje ukungena kwezinye zonke inkonzo, thina isizathu ngehlile njalo lobu busuku. Ngokuvamileyo, kulezi insuku lapho silezi nkonzo zosiliso, ngithola kuphela phose usuku olulodwa, ngoba kungipha ukunyikinywa okungako, awungeke ubekwazi. Futhi lapha ngekhaya, kubi okuphindwe kabili njengayiphi enye indawo. Futhi bengixolisa ngokwenza iphutha elinjengaleli engilenzileyo lokhukusa. Kodwa into yokuqala engikhathazileyo kwakulapho uBhili ebuye ukuzongitshela ukuthi akazange athole abantu abeneleyo ukubanika amakhadi okukhulekelwa. Uphe kuphela phose alitshumi lambili kumbe alitshumi lane. Futhi wayele akula muntu owayefuna amakhadi okukhulekelwa. Ngithemba yonke into yayilungile. Ngakho-ke, ngalokho, angizange ngicabange. Futhi-ke, lapho ngiqala ukubizela lawo makhadi okukhulekelwa, ngacabanga ukuthi ngizathola wonke alitshumi kumbe alitshumi lambili kumbe loba yini lokho ayeyiwo phakathi lapha. Ngawabiza, ngafika kunombolo ethile, enye into, futhi yayingeke ibize, futhi ngabiza, ayizange iphendule. Futhi angizange ngicabange ngakho kwaze kwathi unkosazana uDu wangibiza, wathi, Mfowethu Branham, uBhili uthatha lawo makhadi okukhulekelwa, futhi awahlanganise ndawonye, futhi nje, abe sewanikeza. Engabe evela leyo nombolo yesithathu, bekungayisikho, inombolo yesithathu esikhwameni sakhe. Qiniso, uvame ukupha wonke amashumi amahlanu. Lapho ewaletha phambi kwabantu, uyawahlanganisa nje. Ngakho wonke umuntu akayikuthi, nginika inombolo yokuqala, kumbe singeke siqale ngenombolo yokuqala. Singaqalisela kumashumi amahlanu, alikwazi, futhi sibuyele ngemuva. Singaqalela kwelesificaminwembili sihambe siqhubeka. Singaqala kumashumi amabili futhi sedlulele phambili. Asikwazi, kodwa uyawahlanganisa futhi awanike phandle ebantwini lapho bewafuna. Futhi mina, ngingacabangi lokhu kusa, ngingabe ngibize amane kumbe amahlanu ngokwedluleyo, futhi aye ngabe engekho phakathi lapho, ngoba kungabe kube khona phezulu kumashumi amabili kumbe amashumi amathathu kwenye indawo. Yabona, futhi khona-ke, kodwa inkosi yakulungisisa, kodwa akula nje isicindezelo sibili kikho, njengalokho okukwenzayo, kungekho ngekhaya. Angingeke ngikuzame njalo. Kodwa lapha kungasikude, ngacela inkosi uba ingasinika umhlangano omuhle, lo engawuthembisayo ukuthi ngangingeke ngimcele lokho futhi, ngoba bekuyinto enzima kangako, futhi kuphikisana lombhalo. Bona, futhi nxa yikho okukwenza kube nzima kimi, ngoba ngisazi lokho, kuyangipha ukwehlulwa kwasekuqaleni. Bona, ngiyehlulwa kwasekuqaleni. Kungenani, omunye wabiza omunye limini, unkosazana uDu wabizwa ngomunye umuntu, futhi wathi ukuthi omunye umuntu ebandleni wabizwa lokhu kusa, ngomuntu owayegula kakhulu owabuya kuKristu limini. Emva kwalokho ukuthi umuntu lo owayegula kakhulu wabuya kuKristu. Futhi enye into, unkosazana uDu wangitshela ukuthi ngakhuluma kudade wabo, udade omdala, lowo ngangisekhaya lakhe sibili ngolunye usuku, futhi ngadla ukudla laye, kumbe ukudla kwantambama laye, phansi eKentucky. futhi uNkulunkulu uSomandla uyakwazi ukuthi angizange ngimnanzelele lo mfazi. Bona kunjalo nje imbono iyazibusa, asikwazi ukuthi izahamba njani kumbe kuyini okuzakwenzakala kuNkulunkulu, futhi lokho okuthatha indawo. Kodwa ngabakwazi ekulindeleni, ngilindele lapho. Futhi ngolunye usuku lapho inkazana encinyane iphakathi lapha eyayifanele ukuba lokudalula lokho, mina hathi bona nxa uNkulunkulu engapha lokho emhlabeni wonke kungaba kuhle. Kodwa nxa kwakunjalo kwakuphikisana lalokho angitshela khona ngale kwesitalada lapha, liyabona, iminyaka emilutshwana edluleyo. Futhi sasifuna ukuba leqiniso ukuthi lokho kwakuqondile, futhi senze ibandla njengoba lalilapha likubone. Futhi-ke ngabiza lo nkosazana Snyder, udade Snyder ulapha kwenye indawo, ungathi uzwa kanzima kancinyane nje, futhi ikhosikazi elincinyane la kukhulumela phansi, futhi wathi ulomkhuhlane wamajoyini kumbe umkhuhlane wamathambo, into enjengaleyo. Leyo ngangikwazi kwakulukhalo olwephukileyo. Futhi khona-ke umoya ongcwele waletha lokho kusa. Bona manje okuyikho isipho saphezulu, futhi sisebenza ngentando yaso. Kodwa lokho okukwenza kube nzima kakhulu lapha edolobheni, sibili ngiyaxubaniseka sikhathi sonke ekukhulekeleni abagulayo lapha. Kumbe ngiyahamba ngitshele abantu lokhu, ngiyahamba ngithi manje iNkosi ikusilisile. UJesu wakusilisa lapho ekufela iminyaka engamakhulu alithumi lesificaminwemunye edluleyo, khona lapho wasiliswa. Manje ngokuya kukaNkulunkulu, ngokuya kukaKristu wasiliswa iminyaka engamakhulu alithumi lesificaminwemunye edluleyo. Isifo sakho sahamba, kuthatha ukholo lwakho ukukwenza. Futhi-ke lowo muntu engahamba-hamba futhi engasili, khona-ke umuntu abuye athi umfowethu Branham ungitshele ukuthi ngisilile. Bona ngikutshela lokhu uNkulunkulu akutshoyo. Manje lapho kukhulunywa kuqonde emuntwini, kuqondene kuyi itho kanje iNkosi entweni ethile eza kuthatha indawo, lokho kuzafakaza kuwe khona lapho ukuthi ukusiliswa kwakho kuvikelekile, ukholo lwakho lukunamekile. Bona isithembiso ngesakho akusilo ilizwi lami, kulilizwi likaNkulunkulu ukuthi usevele wasiliswa. Bona kodwa wena nje ngezinye indlela lokunye angeke nje ngikwenze kuthophele ebantwini lapha eJeffersonville. Anikwanisi nje ukukwenza kwenzakale, ngiyazi ngizazama ukuchazisa lokho kuhle njengalokho engingakwenza, futhi nje akusoze kwenzakale. Yikho kuphela ngithi lapha kungasikude ngaya emzini endodeni, futhi indoda yayisifa. Futhi bangibiza, buya uzomkhulekela, udokotela uthe akasoze aphile kuze kube sekuseni. Ngangena futhi indoda encinyane yathi kimi, mnumzana Branham, kangifuni ukufa. Ngani? Ngeqiniso umfo omncinyane wayengafuni, wayelemuli yabantwana ababili lapho. Awu, ngehla ngathi, manje khangela ngubani udokotela wakho, wangitshela. Ngathi manje udokotela wayengabe ethe uyakufa, kodwa uNkulunkulu akakakhulumi ukuthi uzakufa. Ngathi manje njengokutsho kweBhayibhili vele usilisiwe, ngoba uJesu fela usiliso lwakho. Wathi uyakholwa ukuthi ngiza kusila? Ngathi ngiyakukholwa sibili. Awu, ngangahamba ukuyakhulekela umuntu futhi ngingasebenzisanga lolo hloko lokholo ukumkholwela. Nxa ngingahamba, oh hatshi hatshi, nxa udokotela esithi uzakufa wawuzakufa, lokho kuqeda indaba. Manje kungaba ngumuntu yini ongeza ukukhulekela abagulayo? Angingeke ngifune umuntu lowo endlini yami ukungikhulekela. Ngifuna umuntu wokuthi loba engakuboni kumbe kungenjalo engathatha ukholo futhi angimele esithembisweni. Kunjalo futhi ngathi yena sahamba saba lomkhuleko. Ngathi manje woba lesibindi. Wathi utsho ukuthi ngizasila. Ngathi ngani sibili? Ilizwi likaNkulunkulu lathi uzasila. Bona nxa ungakholwa zonke izinto ziyenzeka. Wathi kulungile, ngiza kukukholwa. Futhi waphuma phandle futhi wathi kumkakhe ukuthi indoda iyafa. Akafi? Yebo uyafa. Futhi ngosuku olwalandelayo indoda yafa, kumbe insuku ezithile ngemuva kwalokho. Khona-ke lomfazi uyaphuma futhi aqale ukunatha lokuqhubeka. Futhi omunye wamadikoni, ngiyakholwa kwakunguye, waleli bandla wahamba kumfazi lowu futhi wamcela uba engabuyela futhi aphenduke ebandleni. Wathi ngingeke ngikholwe umuntu. Umtshumayeli Branham wangena lapha futhi wakhulekela indoda yami, wathi wayeza kuphila, futhi wafa ensukwini ezimbili kumbe ezintathu ezilandelayo. Ngakho ngingeke ngikholwe. Manje usesifa. Kulungile, kodwa kungenani. Uyabona, kuyatshengisa nje ukuthi abantu abalaleli kulokho okukhulumayo. Bona ngeqiniso, nxa ngakhulekela umuntu futhi ngibatshele abantu ukuthi baza kuphila, ngiyakholwa baza kuphila. Kodwa kungelandaba nxa ilizwi lami ngempela lalingu itho kanje iNkosi, futhi ungalikholwa uzakufa kungenani. Ngeqiniso nangu icho kanje inkosi futhi abanengi babo baya kwamukela futhi bafe abanengi babo baya esiwogweni lapho icho kanje inkosi bawudingi ukwenza njalo kunjalo na qiniso bona kuyini konke kusekelwe okholweni lwakho umfo wethu Collins ngicabangi ukuthi ukhona lobu busuku kodwa ngimlalele lokhu kusa uphe inkulumo yobuqhawe sibili kulokho bona ukwenzile wathi manje ukholo olufanayo olalo phezulu lapha uzamele ube lalo phandle le ngoba lukholo lwakho ngokwakho hathi enhlanganisweni yakho yesonto kodwa kuKristu kumele ube lokholo lolo lokho yikho kanye ngempela futhi usiliso lwaphezulu lusekelwe phezu kokholo lwakho kodwa ngokwelizwi likaNkulunkulu itsho kanje inkosi ukuthi wonke umuntu wasiliswa lapho uJesu esifa eCalvary walinyazelwa iziphambeko zethu ngamanxeba akhe sasiliswa kunjalo thina sa iBhayibheli lathi wasiliswa ngakho ungatholi icala ngami ngingumthumayeli nje welizwi hamba uyetshela uNkulunkulu ukuthi wakhuluma into engayisiyo futhi uNkulunkulu uza kutshela lapho ubuthakathaka bakho obukhona khona-ke bona ngakho lukholo lwakho uJesu wathi nga ungakholwa nga ungakholwa manje lapho sizwa umoya ongcwele useqinise ukholo lwakho futhi waluqinisa futhi wathi icho kanje inkosi kusasa kulesi sikhathi esithile uza kuba lento ethile into ethile izathatha indawo uza kuba ngapha ngendlela ethile futhi uzahlangana lento ethile lapha lokho kuza kuba isibonakaliso kuwe manje likukhangele lokho lo ngumsebenzi oqediweyo khona lapha manje kodwa lapho kubuye ekuthini ukusiliswa kwaphezulu kumele ngibeke usiliso lwaphezulu kwesinye sisekelo salolo hlobo njengosindiso munye lomunye wenu kungelani lalokho okwenzileyo usindisiwe selokhu uJesu wafa ngoba wafa ukususa izono zomhlaba kodwa akusoze kukusize ngalutho uze ukwamukele ngokwakho futhi ube lesehlakalo kukho kodwa mayelana lezono zakho sezivele zathethelelwa kunjalo yena khangelani iwundli likaNkulunkulu elisusa izono zomhlaba bona nankoli manje khumbula lokho manje ngiyakwazi ukuthi ekufundiseni emibhalweni silibandla elihlangeneyo futhi izikhathi eziningi kuleli bhuku lamaHebheru lelo okulibhuku elijulileyo ngizalitshiya okwesikhatshana manje ngizazama ebusuku ukuqedisa ingxenye yokucina yaleso isahluko 7 futhi manje kule mibuzo eminingi engqondweni yenu kungela kuthandabuza abaningi benu bale mibuzo futhi ngingaba layo lami manje isikhathi esilandelayo Inkosi ithanda lapho ngingena ngiya eMichigan manje futhi ke kusuka eMichigan ngiya eColorado futhi kusuka eColorado kusiya eWest Coast manje lapho singena Inkosi ithanda manje kangazi nga ngingasoze ngibe seChicago ngesonto ngingaphenduka lapha okwesonto ezayo ebusuku manje sibambe umalusi wethu engekho kuphulupithi lapha okwamaviki phose ayisithupha kudlula kulawa leli bhuku lapha bona manje angithandi ukwenza lokho umfo wethu nevayili ungothandekayo omoya omuhle umzalwane olomusa futhi ngileqiniso ukuthi ibandla leli liyamthanda umfo wethu nevayili kanje lapho ngisakhuluma omunye umuntu kuleli bizwe kwenye indawo unecala lokubhala amakhadi ukususa umfo wethu nevayili kuliphulupithi lizaqedelana lami ngalindaba Aha. Kunjalo. Aha. Yebo impela. Manje ngifuna wena wathi umdi enye into mayelana ngebhodi lamadikoni. Ibhodi lamadikoni kalilani lalowo melusi. Hathi mnumzana, ibandla ekugcwaleni lile gunya lonke. Akusikho ibhodi lamadikoni ngamapolisa nje lapha kuleli bandla. Ukugcina nje uhlelo lwebandla lokunjalo. Kodwa lapho kusiza emithethweni, ibandla lonke kumele litho njalo. Ibandla leli lakhiwe ekuzibuseni kwebandla lendawo. Ngakho ke kangilalutho lokutsho ekususeni lumalusi kumbe ukubeka omunye kilo. Mina ngingumnini wempahla. Unikiwe ebandleni, lina lonke lilibandla. Lina bantu yini elibusayo, lilibandla ngokwenu. Futhi ibandla elingcwele likaNkulunkulu liyazibusa ngomoya ongcwele kulelo bandla futhi into kuphela engiyenzayo ikuba ngumnini wempahla yinike kuleli ibandla njengokuyinikela ebandleni futhi kayibhadali umthelo futhi ibandla likhetha abelusi balo kanyilani lokwenza ngakho futhi indlela kuphela lumalusi angasuka ngayo kungaba ngumalusi ezikhethela ngokwakhe ukuhamba
Kumbe inengi lamavoti ebandla elingatsho tshintshani umalusi. Yiyo indlela kuphela. Akula bhodi lamadikoni elingakwenza. Ibhodi lamadikoni ligcina uhlelo kuphela. Lezinto ebandleni. Futhi abaphathi abalalutholo kwenza ngakho. Kuphela ukulungisa indlu yokukhonzela. Futhi abangeke bakwenze kuze kuthi kule ibhodi lonke labaphathi liyahlangana futhi lithi. Siza kwakha lokhu. Kumbe siza kwenza lokhu. Konake bese becela umphathi isikhwama nxa elemali yokukwenza. Yebo mnumzana. Kodwa nxa kukhona insolo. Ngalo bayiliphi ilunga. Nxa ilunga lile nsolo mayelana lomunye. Kumbe enye into embi. Kumele uhambe. Bekulo mzalwane, ngokwakho, futhi ukhulume laye, wena laye lilodwa. Kona ke nxa bengakwamukeli, kona ke into elandelayo iyathatha indawo, iyathatha omunye wamadikoni kumbe omunye umuntu, futhi ahambe lawe kulowo mzalwane. Kona ke nxa engakwamukeli, kona ke wena buya ukukhuluma ebandleni. Kona ke nxa ibandla, kona ke nxa engeke amukele ibandla, kona ke iBhayibheli lathi, mababe njengomhedeni lomthelisi. Kunjalo futhi loba ngubani owazi umuntu olecala futhi kungayi kubo likhulume khona ke uyingxenye yebandla likaNkulunkulu eliza kuphendulela leso sono kunjalo futhi nxa abantu khona ke bele nsolo ngomdikoni kumbe omunye umuntu ebandleni kuthatha abantu abathathu. Abantu abathathu bangabuya futhi bathi bafakaze emlonyeni wababili kumbe abathathu abafakazi babuye batshele umalusi ukuthi kulensolo ngomdikoni khona ke nxa kulensolo ngomdikoni umdikoni akasuye umuntu olungileyo umuntu opheleleyo kumele aphathe isikhundla somdikoni engasoleki futhi ke atholakale engasoleki futhi nxa lelo bandla lithola ukuthi lowo mdikoni akaphathanga leyo ofisi uthatha abathathu kanye laye futhi akuhambise umalusi lowo mdikoni uyacelwa ukuhlala ngekhaya lobo busuku futhi ke umalusi kusukela uyabuya alethe ibandla ndawonye anikeze insolo futhi nxa ibandla livotela umdikoni ukuthi aqhubeke umdikoni uyaqhubeka nxa yena khona livotela umdikoni ukuba akhutshwe bayakhetha umdikoni omutsha lobo busuku bunye bona khona ke akula muntu eyedwa ololutho lokwenza kulokhu yibunengi babantu yebo mnumzana nxa abangamatshumi amabili bemvotela labangamatshumi amabili lanye bevotela ukumsusa uyahamba kumbe ngapha langapha bona lokho yikuzibusa kwebandla lendawo futhi khona ke munye ngamunye wamalunga uloko kutsho ebandleni loba yini okwenzakalayo okungalunganga khona ke bengabuya ngalapho futhi into kuphela abangayenza yikuba phambi kukaNkulunkulu ukuthi ngempela bazabona ukuba akula lutho olwenqabela ukuhamba kwebandla kodwa ukugcwala lokuphelela kokubusa kwebandla ngumalusi. Bala lokho eBhayibhelini. Bona nxa lokho kungasihlelo lweBhayibheli. Unjalo sibili. Akula muntu ongaphezulu komdala. Ngangila lutho lokwenza ngalokho umfowethu Nevile akwenzayo lapha. Lokho kukini lo mfowethu Nevile? Nga umfowethu Nevile efuna ukuthumayela imfundiso yamaJehova Witness. Kukuye lani. Bona. Nxa wayefuna ukuthumayela loba yini ayekufuna. Lokho kuphakathi kwenu laye. Yikho kuphela. Nxa ibandla limvotela phakathi lapho ukuthumayela lokho kulungile. Lokho kukuye. Into kuphela engiyenzayo nje yikuba umini wendawo futhi nxa enye into ibuya ngalapho leyo enjengokususa umalusi futhi befuna ukuvota kulokho ungeke ucele umdikoni ukwenza lokho uyeza uzongibuza ngingehla phansi ngithi nxa ufuna ukususa umalusi ngitshela ukuthi ngani ngabe enze ulutho yebo sambamba edakiwe kumbe sambamba esenza lokho kumbe esenza enye into eyayingalunganga ngabe ulabafakazi abathathu ngakho yebo silabo labo bafakazi kumele kuqala bavivinywe ungemukeli icala ngomdala ngaphandle kungaba ngabafakazi ababili kumbe abathathu futhi mabaqale bavivinywe isolo ngomdala khona ke kufanele ukuthi ufunge ngakho ukuthi wakubona futhi ukufakaze ukuthi wakubona futhi ke nxa wambona khona ke leso sono siyakhuzwa obala ukuthi akulunganga khona ke uthi bandla liyafuna ukuntshintsha umalusi wenu futhi nxa ibandla livota mxoleleni futhi limiyekele aqhubeke okwamanje yiyo indlela okumele kube ngayo bona lokho kayisikho okufaneleyo yini kayisiyo ndlela yokuphatha ibandla na yikho lokho iBhayibheli elakutshoyo kasila mabhishopi lababonisi labaphathi lokunjalo abangenisa lowo mphakathi futhi abalamabandla amaningi akula muntu olamandla lapha kodwa umoya ongcwele kunjalo nguye ohambisayo futhi simthatha njengeningi labantu indlela abantu abahamba ngayo futhi ke nxa olunye uhlangothi lufuna ukwenza lokhu futhi olunye uhlangothi lufuna ukwenza lokhu futhi uhlangothi lunqobe uhlangothi olunqotshwayo benzani ngakho bayajoyinana labanye bonke bathi besiphambukile khona ke sizaqhubekela phambili ngoba umoya ongcwele wenze lolo khetho. Bona lokho yikho kanye njengamademokrati lamaRepublican ingqesi sima njengentando yabaneni njengamaMelika nxa amademokrati ephakathi amaRepublican kumele achove kanye labo amaRepublican angene amademokrati ayachova Bona, yikho kanye nje okusenza sibe isizwe. Loba nini lapho sisephula lokho, siyephula intando yenene yethu. Kunjalo, amademokrati athi, angiyikwenza lutho. Amarepublican abe phakathi. Kona ke siyawa. NgingumKentucky, ndawonye siyama. Futhi sehlukene siyawa. Manje nxa kulolutho olubi ebandleni, lolo ongabe ulwazi, okunye, omunye umuntu, kumbe omunye umuntu kumbe loba yini, ubotshelwa ngomlando, futhi uzaphendula phambi kukaNkulunkulu. Nxa ungalungisisi leyo nto, lina, ibandla. Manje khumbulani, akukho emahlombe ami, kukwawenu, futhi loba yini embi ebandleni, uNkulunkulu uzalenza liphendulele. Kunjalo, iyo indlela aphatha ngayo ibandla lakhe. Iyo indlela okuyiyo eBhayibhelini, yilo uhlelo lweBhayibheli, yikho ukuzibusa kwebandla lendawo. Umalusi uyinhloko. Kunjalo. Amen. Manje, sisiza kulowo obusisekileyo, umbiko omdala lapha. Ina manje, ngifuna ukuthi libe kwazi lokho. Lokhu kurekodiwe ngetepu. Kumbulani, lumbiko. Futhi la matepu arekodiweyo ebandla. Inhlelo lemithetho ebandla. Kukumathepu arekodiweyo. Lokho kumayelana neBhayibheli. Kasili party. Akula muntu oyinhloko. Hatshi, sonke siyafanana. Kodwa silomkhokheli. Lo ngumalusi. Ingqe ekhokhelwa ngumoya ongcwele. Qiniso. Kolungile. Manje. Phakathi lapha, uza kuba le mibuzo eminengi. Wakho isikhathi esilandelayo, abakhupha ngaso, uthi umfowethu Neville, uyabeka emsakazweni ukuthi ngiza kube ngilapha. Bhala umbuzo wakho, ukuze wena lami siphikisane ngawo ndawonye. Ngingakwenza, kulungile. Ngiyakwazi ngifundise ngokubekezela kwabangcwele. Ngifundise ngobuNkulunkulu obukhulu bukaJesu. Ngifundise ngokuvikeleka kwekholwa. Ngokwaziwa ngaphambili. Ukumiselwa ngaphambili. Lokunengi kwalezo zinto. Okuyikuthi ngiyazi ebandleni lami ngabezomthetho wabanengi. Kuhle ngokupheleleyo, ngempela. Kodwa manje, izinto ngigcina umthetho lami. Futhi ngingumlandeli kaCalvin. Ngiyakholwa nje iBhayibheli. Yikho kuphela. Manje nxa eminye yaleyo mibuzo. Futhi ngifundise ngobufakazi, amadlabuzane, lokunjalo. Futhi lazo zonke lezo zinto elingabe lingavumelananga lazo. Ngakho, obunye balobu busuku, mhlawumbe asikwenzeni, ngabe lijake kakhulu ukuphenduka phakathi lapha. Asikwenzeni kube ngolwesithathu ebusuku, ngolwesithathu lolu oluzayo ebusuku. Khona ke ngicabanga ngingaba lalokho lezo sikhathi. Lethani imbuzo yenu ngolwesithathu ebusuku, libeke phezulu lapha kuplatifomu. Futhi lo mbuzo ngeBhayibheli. Kulungile, emayelana ngalokho ebengifundisa ngakho manje, futhi ngolwesithathu ebusuku, futhi ke ngesonto elandelayo, khona-ke, ngicabanga kufanele ngibe seChicago, kungenani, futhi ngisuka lapho ngisiya eMichigan, inkosi ithanda, ngiza kube ngilapha ngolwesithathu ebusuku, ukuzama ukuphendula umbuzo, ngakho konke engikwenelisayo, futhi manje, inkosi ibe lesihawu. Manje asikhothamiseni ikhanda lethu okwesikhatshana nje. Manje nkosi ebusisiweyo, lo ngumnotho wakho omkhulu. Kulibandla lakho. Kunguwe nkosi ohambayo. Futhi sifuna kuhamba lapho umoya kaNkulunkulu usihambisa. Futhi siyakhuleka ukuthi uzasivusisa. Futhi lapho sibiyelela lumbiko. Futhi sehle phansi kulezi zinto ezijulileyo. Siyakhuleka ukuthi umoya ongcwele. Uzazembula kithi. Lapho silesidingo. Ngoba siyakucela ebizweni lakhe. Amen. Manje, ongi, leli bhuku lamaHebheru, ngiyaliqakathekisa njengelinye lamabhuku amakhulu. Ngokuya kwesikhathi kancane, kungaba yikuthi ngithole, ngiyaphetheya kolwandle, okuyikuthi, nxa uNkulunkulu evumela, ngizabe ngikwenza masinya nje, kumele ngihambe e-Afrika njengokombono. Ngicabanga ukuthi angisoze ngiphumelele emihlanganweni yami, ngize ngiye e-Afrika futhi ngigcwalisise lowo mbono. Manje, khona-ke, lokho kuzakuba mhlawumbe kwesinye isikhathi sentwaza esizayo. Kodwa phakathi kwaleso sikhathi, ngithanda ukuthatha elinye njalo ibhuku ebhukwini lamaHebheru, okuyi isahluko 11 samaHebheru, futhi sihlale phose iviki kuleso sahluko 11, futhi ngithathe bunye labunye balezo zimilo kumbe abantu, futhi ngilethe izimilo zabo, bona, ngokholo uNoah, khona-ke ngithathe impilo kaNoah, ngokholo uAbrahama, khona-ke ngithathe impilo kaAbrahama, ngokholo uAbela, khona-ke ngithathe impilo kaAbela, bona, futhi silethe lokho phansi, lingakuthanda lokho, oh lokho kungaba sithathe iBhayibheli lonke-ke, futhi-ke, siza kuzama lokho, mhlawumbe loba sithi iviki kumbe insuku ezilitshumi zemihlangano, umhlangano njengemva komunye, okusamvuselelo. Kwesinye isikhathi kudlula kumakhefu eKhisimusi, kumbe enye into enjengalokho, inkosi ithanda. Manje esahlukweni 7 sebhuku lamaHebheru, sihlangane lalumuntu omkhulu, ngubani ongangitshela ukuthi ibizo lakhe lalingubani? Melikizedeki.
Now, who was this Melchizedek?
Manje, waye ngubani uMelikizedeki? Waye ngumpristi kaNkulunkulu ophezu konke. Waye inkosi yeSalema. Okwakuyinkosi yeJerusalema. Waye ngela baba. Kumbe akazange abe lomama. Waye ngela sikhathi lapho azalwa khona. Kumbe akasoze abe lesikhathi lapho azakufa khona. Manje siyathola ukuthi lokho kumele kube yilapha kade. Safumana ukuthi ibala nini kutsho ibanga lesikhathi. Lokhu lisakukhumbula lokho. Ibanga lesikhathi, kuninini lanininini, futhi unininini uyafakazelwa izikhathi ezinenye eBhayibhelini, ngebanga lesikhathi. Kodwa ilaphakade, futhi kulohlobo olulodwa lempilo elaphakade, safumana. Kunjalo na, uNkulunkulu ulaleyo mpilo elaphakade kuphela. Kunjalo na, uhlobo olulodwa lempilo elaphakade. Akulabala elinjengokuthi. Isijeziso esilaphakade. Ngoba nxa uza kujeziswa okulaphakade, kumele ube lempilo elaphakade. Ukuze ujeziswe okulaphakade, kuzamele ube lelaphakade. Futhi nxa ulempilo elaphakade, awungeke ujeziswe. Bona, nxa ulelaphakade, lo ozwayo amazwi ami, futhi akholwe kuye ongithumileyo, ulempilo engapheliyo. Kunjalo na, impilo elaphakade, ngoba uyakholwa. Awu, nxa ulempilo elaphakade, awungeke ujeziswe, ngoba ulempilo elaphakade. Ngakho khona-ke, nxa uza kuhlupheka esihogweni, nininini lanininini, kufanele ube lempilo elaphakade. Kodwa manje, ngiyakholwa ukuthi iBhayibheli liyafundisa ngesihogo esivuthayo uqobo. iBhayibheli liyakufundisa lokho, ukuthi izono lobubi, buzajeziswa, nininini lanininini. Lokho akusiyo ilaphakade. Manje lokho mhlawumbe iminyaka engamabhiliyoni alitshumi. Kungaba ngokweminyaka engamabhiliyoni alikhulu. Kodwa kwezinye izikhathi, kufanele kube lokuphela. Ngoba yonke into eyayilesiqalo, ilokuphela. Yilezo zinto ezingela siqalo, ezingela kuphela. Liyasikhumbula lezo sifundo manje, ukuthi zabuyela njani emuva zathola ukuthi yonke into eyayilesiqalo, yaphanjukiswa. Bona, ukuphanjukiswa entweni eyiyona. Futhi ekucineni, kuyabuyela ngemuva elaphakadeni. Futhi-ke, isihogo sonke, ukuhlupheka konke, lemikhumbulo yonke yokunjalo, kuzanyamalaliswa laphakade. Yonke into eqalayo iyaphela. Futhi uMelikizedeki wayengayisuye uJesu, ngoba wayenguNkulunkulu. Futhi okwenza uJesu loNkulunkulu bachiyane ukuthi uJesu wayelithabanekeli uNkulunkulu ayehlala kilo. Bona manje uMelikizedeki uJesu wayelakho kokubili ubaba nomama, futhi indoda yayingela baba kumbe mama. UJesu wayelesiqalo sempilo, futhi wayelokuphela kwempilo. Indoda yayingela baba, ingela mama, ingela kuqala kwezinsuku kumbe ukuphela kwempilo. Kodwa kwakungumuntu munye ofanayo. Kwakunguye uMelikizedeki lo Jesu. Babe munye, kodwa uJesu wayengumzimba wasemhlabeni, owazalwa futhi wabunjwa esonweni. Umzimba kaNkulunkulu uqobo, indodana yakhe uqobo, wazalwa futhi wabunjelwa esonweni, ukususa udonsi ekufeni, ukubhadalela inhlawulo, futhi nokwamukela amadodana lamadodakazi kuye ngokwakhe. Liyakuthola? Yiso isizathu wayelesiqalo, wayelokuphela. Kodwa lomzimba opheleleyo esikhumbuzweni njengesibambiso sokuvuka kwethu, uNkulunkulu wayengasoze avumele lowo mzimba ongcwele ukubona kubola, ngoba wawudala ngokwakhe, futhi wawuletha, futhi wawuvusa, futhi wawubeka esandleni sakhe sokunene. Futhi lamuhla, umoya ongcwele owavusa lowo mzimba ulapha ebandleni. Kalibusiswe ibizo leNkosi. And showing forth the same miracles and power. Futhi etshengisa izimanga ezifanayo lamandla. Futhi ngolunye usuku, lumoya ongcwele, lo osebandleni, uzahlaba umkhosi, futhi uzaphakama, futhi uzazemukela kulesi simo somzimba, ohlezi esandleni sokunene sophezu konke kaNkulunkulu ukusinusela thina izoni. Futhi ngalapho sigciniwe ngokupheleleyo esonweni, kungesikho ukuthi kasoni. kodwa sigciniwe esonweni ebukhoneni bukaNkulunkulu. Ngoba kulomhlatshelo olegazi omi phakathi kwami loNkulunkulu, phakathi kwakho loNkulunkulu. Yiso isizathu wathi umuntu ozelwe nguNkulunkulu akenze isono, angeke yenze isono. Ngoba nxa uzelwe kutsha, wona umoya ongcwele owawuhlala kulowo mzimba uhlala kuwe, futhi wawungeke wone umhlatshelo ulele phambi kwakhe. Khona-ke nxa ukwenza ngabomo kuyatshengisa ukuthi akweneliseki kuwe ukuba kulowo mzimba. Ameni. Yilo ivangeli. Nanto. Ngakho-ke uyabona, akuphikisi ngitsho lakuphi okwemibhalo. Kuyabophanisa imibhalo ndawonye. Bona, akulakwenzeka kulabo asebake bakhanyiselwa. Nanko lapho esizathola khona imibuzo yami. Ngoba ithatheni nje iyo indlela esifuna ngayo. Manje nanzelela, akwenzeki kulabo asebake bakhanyiselwa ukuwa ukuze bazivuselele njalo ekuphendukeni, ukubona ukuthi babethela indodana kaNkulunkulu kutsha, futhi bamenze futhi bamthele ihlazo obala, babengeke bakwenze. Khona-ke uyahamba kumaHebheru 10 lapho okuthi khona, ngoba uba sisona ngamabomo emva kokuba sesamukele ulwazi lweqiniso. Futhi kuyini isono? Ukungakholwa. Nxa ungabona ngokusobala umoya ongcwele usenza izinto ozenzileyo khona lapha lokhu kusa, futhi ubone ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo, futhi uyaphila ebandleni lakhe laphakathi kwabantu bakhe, futhi wena ukwale ngabomo, akwenzeki kuwe ukuba ubuye kuNkulunkulu, ngoba usuhlambaze umoya ongcwele. UJesu wakhuluma izinto ezifanayo lapho esenza lezo zimanga. Bathi, ngani? UBelizebhabhu uyisangoma esibhulayo, ungudeveli. UJesu wathibilika futhi wathi, ngizalixolela ngalokho. Kodwa lapho umoya ongcwele esiza futhi akwenze ukukhuluma ilizwi elimelana lawo, akusoze kuxolelwe kulumhlaba kumbe umhlaba ozayo, ngoba ubize umoya kaNkulunkulu owawukuye umoya ongcolileyo. Khona-ke nxa sisona ngamabomo, nxa sisona singakholwa ngabomo, hathi emva sesamukele iqiniso, sesizalwe kutsha, sasingeke sone khona-ke. Isoni asingeke senze umKristu angeke enze isono esingaxolelwayo. Angeke akwenze. Ngabangela buNkulunkulu abenza lokho. Ngozenza ikholwa, hathi ikholwa. Orabi labo besijuda, babecabanga ukuthi babeomile, futhi babelama-DDs lama-PhDs, babecabanga ukuthi babelakho konke kuthunyelwe esikhwameni, kodwa babeyizoni ezedlulisileyo kakhulu. Wawungeke ubeke isandla empilweni yabo. Babehlanzekile imbeko futhi belungile ngaleyo ndlela, kodwa babengabangakholwayo. Futhi thatha ibala elithi isono futhi ufumane lokho elikutshoyo. Ibala isono litsho ukungakholwa. Kulamaqembu amabili kuphela, lawo likholwa kumbe ongakholwayo. Lowo ngumuntu olungisisiweyo kumbe isoni. Yikho kuphela. Nxa ungakholwayo uyisoni, kungela ndaba lokuthi ulunge okunganani, ukuthi uhamba okunganani ebandleni kumbe lanxa ungumtshumayeli. Lokhu ungongakholwayo. Labo bafarisi babengabatshumayeli futhi babengabangakholwayo, futhi basesihogweni lamuhla ngakho, bengabenkolo ngalokho ababengaba yikho bengcwele. Kodwa abazange bamkholwe, futhi bambiza udeveli, futhi baphikisa ilivi lakhe. Futhi abanye babo bathi, nxa wena unguye manje, yehla esiphambanweni, yenza isimanga, masikubone ukwenza. Omunye wamtshaya ekhanda ngesigodo futhi wathi, profeta, futhi usitshele ukuthi ngubani okutshayileyo, wena mprofeti, futhi siza kukholwa. Bona, abangakholwayo, bazenza ingathi bayakholwa ukuthi babengamakholwa, kodwa babengabangakholwayo. Abangaguqukanga, abehlukanisiweyo, lanxa babengcwele futhi behlonipheka. Kukanti yizo izinto ezifanayo lamuhla. Amadoda labafazi bengahamba ebandleni futhi babe lobuso obude, futhi behlonipheka ngalokho abangaba yikho, futhi bengaqambi imanga, bengantshontshi, futhi bazame ukuphila inkolo yabo ngalokho abangakwenelisa. Kodwa ngaphandle babe ngamakholwa, balahlekile. Ngakho kakula le mbijana yabezomthetho eBhayibhilini. IsiKhalvini yiku, umusa yilokho uNkulunkulu akwenzela khona, futhi imisebenzi yilokho okwenzela uNkulunkulu. Kwehlukanisiwe impela. Nxa ungachiya ukuqamba amanga, uchiye ukubhema, uchiye ukuntshontsha, uchiye ukwenza ubufebe, uchiye konke, wenze konke, ugcine imilayo, futhi wahamba ebandleni, wabhaphathizwa isonto ngayinye, wathatha isidlo, wageza inyawo zabangcwele, wenza into yonke, wasilisa abagulayo, futhi wenza zonke ezinye lezi izinto. Ngaphandle uzelwe ngokomoya kaNkulunkulu, wakhethwa, ulahlekile. Hathi lowo othandayo kumbe ogijimayo, kodwa uNkulunkulu otshengisa isihawu. U-Esau wazama konke akwenelisayo ukuba ngumKristu futhi akazange akwenze. ibhayibheli lathi wakhala kabuhlungu edinga indawo yokuphenduka futhi engayitholi engakazalwa nokuzalwa unkulunkulu wamlahla ngoba wayekwazi ukuthi wayengumkhohlisi obolileyo enhliziyweni yakhe unkulunkulu ngokwazi ngaphambili wabakwazi wathi ngiyamthanda ujakobe futhi ngiyamzonda u-isawu futhi u-isawu wakhangeleka njengendoda emnene wahlala ngekhaya enakekela ubaba wakhe omdala oyisiphofu wondla inkomo lakho konke wayengumfana olungileyo futhi ujakobe wayengumfana kamama esincinyane esitabane sokwetha inganekwane yikho lokho ayeyikho kumele ukuba likuvume ibhayibhili liyakuvuma liyakuletha egijimagijima esenza yonke into futhi umama etshona ekanye lomama kodwa kunjalo ujakobe nokukhwela nokwehla kwakhe konke nendlela zakhe zesitabane wayelokhu esaselaleyo nhlonipho kulobo buzibulo yiso isiqokoqela u-isawu wayeyindoda emnene ngokuphindwe kabili kulo jakobe nxa sasingamahlulela lamuhla ukuba lilunga lebandla lethu ungathatha u-isawu inkulungwane koyedwa nxa ungazange ube mazi kodwa unkulunkulu wathatha ujakobe kuyini ongakwenza ngopawuli ongcwele nxa wayefuna ukuba ngumtshumayeli omncinyane umjuda olamakhala ayingwegwe lomlomo wakhe utyekele eceleni ehamba ngalapho nje epopotha lokuthi uzadabula njani ibandla uzakwenza yonke into ungacabanga ukuthi wenza isono esingaxolelwayo kodwa unkulunkulu wathi uyinceku yami unkulunkulu uthatha amadoda futhi abenze bahluke hathi amadoda ethatha unkulunkulu futhi besebesiba ngabahlukileyo unkulunkulu uthatha umuntu futhi amenze abe ngowahlukileyo akusikho lokho okwenzayo lokho okuthandayo lokho okucabangayo yilokho unkulunkulu akwenzayo nanko-ke futhi yiyo indaba manje lumelikizedeki omkhulu yindaba bani ngaye lapha sifuna ukubala kancinyane nje okohlobo lwe sayenza okokudlula kikho siphangisa siza kuqalisa ngemuva lapha kungxenye ethile yombhalo futhi siza kuqalisa ngokungaba indima 15 njalo khona kusesobala ngokwengezelelwe kakhulu ukuthi lapho kuba sekusima omunye umpristi njengokofuzo lukamelikizedeki manje umelikizedeki wayengumpristi wayenguye nanku lokho ayeyikho siyathola ukuthi unkulunkulu ekuqaleni wayengumthombo omkhulu womoya kunjalo na wayengela ndawo azalelwa khona wayengela ndawo afela khona wayengela siqalo sezinsuku wayengela kuphela kweminyaka wayelela phakade nje njengalokho ilaphakade ilaphakade akazange azalwe akazange afe futhi phakathi lapho siyathola ukuthi wayelenhlobo eziyisikhombisa ezithiyeneyo zikamoya kunjalo na ibhayibhili lathi kusambulo ukuthi imimoya eyisikhombisa phambi kwesihlalo sobukhosi sikankulunkulu kunjalo na eyisikhombisa eminenginengi umoya oyisikhombisa siyathola kule mibala eyisikhombisa kulezikhathi zebandla eziyisikhombisa lapho oh kuyagijima nje isikhombisa ikugcwaliswa futhi unkulunkulu wayigcwalisiwe futhi imimoya eyisikhombisa futhi leyo moya yayiphelele okokuqala kwakungumbala obomvu uthando olupheleleyo ukuhlengwa lokuthi njani nxa sasilesikhathi ukupha leyo mibala futhi sitshengise ukuthi munye lamunye waleyo mibala imela obumsulwa bukankulunkulu ameni imibala leyo kule mibala eyisikhombisa yemvelo leyo mibala imela ubumsulwa bukankulunkulu futhi imibala leyo imela izinhloso zikankulunkulu isimilo sikankulunkulu leyo mibala eyisikhombisa yayimela izikhathi zebandla eziyisikhombisa inkanyezi eziyisikhombisa ingilosi eziyisikhombisa konke emibhalweni abatshumayeli abayisikhombisa izithunywa eziyisikhombisa imibiko eyisikhombisa konke kukusikhombisa insuku eziyisikhombisa insuku eziyisithupha futhi isikhombisa lisabatha kuphelele kugcwele okuhle ngabe silesikhathi nje sokujula kikho futhi sikulethe leyo mibala thatha umbala obomvu sithathe umbala wokuqala ubomvu kuyini okubomvu okubomvu ngumbala owodwa wesibonakaliso sengozi okubomvu isibonakaliso sokuhlengwa futhi kukhangela kokubomvu ngokubomvu umbala bani oyiwo kumhlophe kuqondile ngakho lapho igazi elibomvu lichithwa ukumboza isono esibomvu unkulunkulu ekhangele ngegazi elibomvu esonweni esibomvu kuba mhlophe ikholo alingeke lone ngeqiniso hatshi imbewu kankulunkulu izibusiso zikankulunkulu zihlezi zikuye unkulunkulu kaboni lutho kodwa igazi lendodana yakhe uqobo kungela ndaba lokuthi kuyini okusebandleni lakhe lokho okuyikho unkulunkulu kakuboni ngoba ujesu uyanxusela njalo njalo umpristi omkhulu akulandlela ngaye ukuthi awone lapho umhlatshelo onjalo ulele lapho ngenxa yakhe njengalokho ngeqiniso hathi futhi manje nga usithi aw lokho kunginika ithuba elihle khona ke lokho kuyatshengisa ukuthi kawulunganga uyakuthakazelela lokho uzakuthanda ngangumkristu oqotho endaweni lapho isono ezingakuthwalisa nzima uze ugcine ungasenzi ngoba imbewu kaNkulunkulu ihlala kuye futhi angeke awone ibhayibhili lathi ungahlanzwa ngegazi likajesu kanye ngawusela sifiso sesono nxa ulesifiso inhliziyo yakho kayiqondanga lo nkulunkulu manje ungenza okubi kodwa ukwenzi ngamabomo bona uthiyiwe futhi loba yini othiyekiyo kumbe wenze enye into ongazimiselanga ukuyenza akukabi yisono uyaphenduka ngomzuzu ubona ukuthi uphambanisile uyachibilika ngokuphangisa futhi uthi bengingazimiselanga angikubonanga lokho uza kutsho lokho empilweni yonke umuntu akafuni kuba njalo yiso isizathu leso silobula futhi sisebumnyameni phansi lapha emhlabeni ukuthi kulo mhlatshelo wegazi ngathi isikhathi sonke ukusigcina zimboziwe ngoba iphutha lokuqala esihlangana lalo manje ngombono wakho ukugcina umthetho oli yakwazi ukuthini umfazi lo wayingcwelisiwe kodwa busisa uNkulunkulu wenza okubi ngiyazi uhlehlele emuva akusikho lokho akahlehlelanga emuva wenze iphutha nxa elenze ngabomo khona ke wayengalunganga kwasekuqaleni nxa ekade engazimiselanga ukukwenza futhi aze phambi kwebandla elingcwele likaNkulunkulu futhi ekuvuma futhi athi ngiphambanisile ngingixolele ubotshelwe ukukwenza ungayekela ukukwenza enhliziyweni yakho khona ke nguwe obufanele ukuya kwaltare ngokwakho qiniso nampo ubungcwele obuqotho ebandleni nampo ubungcwele obuqotho ubungcwele obungayisibo bakho kodwa obukaKristu anginabungcwele bokuletha kuye kodwa ngiyathemba kobakhe umusa wakhe futhi ngilawo enhliziyweni yami bengingabufanelanga kungelalutho bengingalwenza ukuwufanela kodwa ngomusa wangibiza futhi wanginxusa ukuthi ngibuye futhi ngakhangela kuye futhi wakhupha isifiso kimi ngiyenza inkulungwane zamaphutha enyanga ngayinye umnyaka ngamunye ngeqiniso ngiyakwenza kodwa lapho ngibona ukuthi ngiphambanisile ngiyathi uNkulunkulu bengingazimiselanga ukukwenza uyayazi inhliziyo yami bengingazimiselanga ukukwenza lokho ngibanjwe ngumjibila kulokho bengingazimiselanga ukukwenza ungixolele Nkosi nxa ngenze okubi kumfowethu ngiyathi mfowethu ungixolele bengingazimiselanga ukwenza lokho ngeqiniso uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami nanko-ke nanko umhlatshelo wegazi nanko amandla evangeli lelo bandla elingcwele liqhubekela phambili kungesikho lokho okwenzileyo kuyinto owawungela okokwenza ngayo nanso inhlawulo manje luMelikizedeki lapho esiza ngifuna ukulitshela enye into sowake wathatha isiqephu sengilazi elamakhona amathathu ungathatha isiqephu sengilazi elamakhona amathathu futhi usibeke ilanga lisihlabi siyaveza imibala eyisikhombisa epheleleyo isiqephu sengilazi esilamakhona amathathu sizaletha umchilo wamakhosikazi kunjalo sibili manje nxa besilesikhathi besizangena kulokho okuthathu kuletha ukuphelela baba ndodana moya ongcwele okulungiswa ukungcweliswa ubhaphathizo likamoya ongcwele nanko-ke ukuphelela kubuya ngokuthathu uNkulunkulu phezu komuntu uNkulunkulu emuntwini othiwa nguJesu uNkulunkulu ebandleni khona-ke ukuphelela umuntu wona ingqe uNkulunkulu wayephezulu lapha ensikeni yomlilo uNkulunkulu umuntu wona bengisitsho phambi kukaNkulunkulu ingqe uNkulunkulu wayesensikeni yomlilo ngoba wayelokho eyisidalwa esingcolileyo igazi lenyamazana libekwe phambi kwakhe khona-ke iwundlu likaNkulunkulu labuya isigaba esiqotho sesibili sikaNkulunkulu uNkulunkulu ofanayo enye ihhofisi futhi-ke lo uNkulunkulu wayekuKristu wayenguNkulunkulu ofanayo owayesensikeni yomlilo futhi uNkulunkulu ofanayo wenziwa waba yinyama futhi wahlala phakathi kwethu futhi-ke abantu bamenza inhlekisa kwakulokhu kusabaliswa ngakho kwakungakabi legazi elakhithwayo kunjalo uJesu wathi ngizalixolela kodwa-ke lo ofanayo owayeyinyama waba yinsika yomlilo njalo ngivela kuNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu lapha siyathola uPawulu ehlangana laye endleleni esiya eDamaseko leyo nsika yomlilo efanayo siyathola uPetro ehlangana laye entolongweni leyo nsika yomlilo efanayo ngeqiniso futhi siyambona lamuhla phakathi kwethu insika yomlilo efanayo kodwa ukuphelela sokufika endaweni leyo umuntu ophakathi manje nxa kungenzakala ukuba lo mjuda lapha kumbe omunye ozwisisa itestamente elidala Ufakaze, manje litshengise. Kanye la testament elidala kanye lami khona manje. Leyi yitestamente elitsha. Kodwa ekunikelweni kwesinkwa sombukiso, esasibekwe emganini wekhosha, ekunikeleni komhlatshelo wesijuda, ekuhlanzweni kwamathabhanekeli. Buza loba nguphi umjuda? Kulezo ziqephu ezintathu zesinkwa. Isiqephu sangaphakathi sephulwa. Lo kwakunguKristu. Isiqephu saphakathi sephulwa. UKristu ophakathi laphakathi. Kwatshengisa ukuthi kwakumele kube lokwephulwa kwenye indawo ukwenzela ukuhlengwa. Futhi lezo ziqephu zasithathwa njengokuhlengwa esinkweni sekhosha. Futhi nangu elapha, futhi lo busuku, lapho sithatha isidlo, sephula isinkwa sekhosha, ngoba ngumzimba kaKristu, futhi wephulwa eCalvary, ukuba inhlawulo yezono zethu, ukuze ngokulunga kwakhe, singaba yikulunga kwakhe, ngoba waba isono sethu, ukuze sibe yikulunga kwakhe, mfowethu, lo ngumusa omsulwa, impela, akula ngenye indlela, enye indlela ongakulungisa ngayo, manje luMelikizedeki, lumuntu omkhulu, owahlangabezwa endleleni, wabhadala, uAbrahama wabhadala kwechumi kuye. Wayengumuntu omkhulu okunganani, okwakufanele abe eyikho. Manje nanzelelani ngokuphangisa. Lo oyenziwe kungasi ngomthetho wemilayo yenyama. Manje bonani lo mthetho wabezomthetho. Umthetho wathi, ungabulali, ungafebi, ungantshontshi. UJesu watshibilika wathi, kwakhulunywa yilabo abasendulo, ungabulali. Kodwa ngithi loba ngubani ozondela mfo wakhe kungela sizathu osevele wabulala. Kwakhulunywa yibo abasendulo, ungafebi. Kodwa ngithi kini loba ngubani okhangela umfazi amkhanuke osevele wenza ubufebe laye enhlizweni yakhe. Nanko-ke, lokho kumele kufundise abafazi ukuthi bagqoke njani. Ukuthi benze njani lokho okuhle. Ungagqoka kubi futhi ubangele amadoda akukhanyele ngendlela engasiyo. Ulecala lokwenza ubufebe ngokufanayo lapho usedlula esenzweni. UJesu watsho njalo. Futhi linabantu elilolaka lomthina wesaha elihlezi libhubhudla emlonyeni womunye umuntu elingeke libekezele. Lezinto ezinjengalezo, nanzelela, ulecala nxa ukhuluma ilizwi ngomfo wakho elingalunganga, elingafanelanga. Uhamba ngalapho futhi ukudabulele phansi. Awudingi ukuhlaba ingqamu emhlane womuntu ukumbulala. Ungephula isimilo sakhe futhi umbulale. Ubulale imfuzelelo yakhe. Ukhulume ngobalusi wakho lapha. Ukhulume into embi ngaye. Kuyafanana lokuthi umdubulile. Ukhulume enye into engalunganga ngaye. Awu, izabulala imfundzelelo yakhe labantu lezinto ezinjalo. Futhi ulecala ngakho. Lokho uJesu akuchoyo. Manje lalelani lapha. Lokho uPaul ayezama kufika kukho lapha. Ngiyalithanda leli Bhayibheli elidala. Liyakuqondisa. Khangela. Oh, khangelani nje lapha. Manje lapho sibala esesine, kuyi, ngoba kusobala ukuthi inkosi yethu yaphuma koJu, mana, ngiyakhohlwa, ngilenye indima lapha, ebe ngizayibala, hachi, phansi lapha, wesi 16, lo oyenziwe kungasi ngokomthetho wemilayo yenyama, lokhu ngokokugcina umthetho uyabona, oh mfowethu bengingafanelanga, ngiyazi kodwa akusikho lokho, luthando olukwenzayo. Sedlule kanjani kulokho? Ngathi, ngangitheko wami, ngomkami. Oh, awu, ngithanda ukuba labafazi ababili. Ngingathanda ukugijima lalowo, ngenze lowo laphana. Kodwa nxa ngingakwenza, umkami uza kwehlukana lami. Labantwana bami baza kuba inkonzo yami ingalahleka. Wena ongcolileyo mzenzisi obolileyo, kunjalo. Ngawumthandi kuhle okokuqala, kunjalo sibili. Nxa ukumthanda, akungeke kube lomthetho ngakho. Ukuzamthanda kungenani, futhi unamathelane laye, kunjalo sibili. Futhi linabafazi, izakwenza into efanayo kumkakho. Kunjalo. Kwezinye izikhathi abafazi baba indawo kumbe amadoda abona okunye okungotshezebheli okuncinyane kupende yonke indawo. Liyazi. Futhi uyahamba ngalapho. Umthandi. Mhlawumbe ulomfazi olungileyo. Futhi ke uzibize umKristu. Ihlazo kuwe. Udinga esinye isipimo somuthi we-altari. Kunjalo. Futhi abanye benu bafazi likhangela okunye okungomfo kwakudala nenwele zakho ezigcotshiweyo zalaliswa. Ivaselina eneleyo kikho ukuvula umlomo wakhe. Futhi ke lina okunye okuyinkazana okwakudala. Lapha ungasikude. Lokhu akusikho kusoma. Ngoba kangimiselanga ukukukhuluma njengensomo. Kodwa abantu bayazi ukuthi leyo akusiyo ndawo yokusoma. Kodwa okuyinkazana okudalanyana lapha. Yena kwakulabafana abahle lapha, abafana abangamaKristu. Isikhathi eside esedluleyo, lapho ngisase ngumalusi lapha, sasivame ukuba lamakilasi amajaha, futhi ngangikhuluma labafazi abatsha ngesonto emini, mayelana ngokuhlangana emacansini lezinto. Khona-ke, isonto elandelayo emini, ngikhulume lamadoda amatsha, futhi ngizame ukwenza lezo zinto zinqandwe. Enye inkazana encinyane yaqala ukuhambisana legwelegwele elidala, phansi edolobheni lapha, obhema igwayi, futhi wayele fulaski esikhwameni sakhe. uthi wayechayela imoto ayivulekileyo elezihlalo ezimbili encinyane ngasedolobheni. Ngangingaboni lokho ayekubonile kulowo mfana. Wayengabuyi ebandleni, wayehlala phandle lapho. Amngenise ebandleni phandle lapha, futhi-ke ebesehlala phandle lapho phandle emoteni yakhe, futhi alinde. Wayengangeni ebandleni, ngathi kuye ngolunye usuku. Wayehlala eNew Albany, ngathi, ngifuna kukubuza enye into manka. Kuyini khona emhlabeni okubona kulowo mfana? Ngathi, indawo yokuqala, uyazonda yona inkolo leyo wena olayo. Uyayisa uKristu wakho. Akasoze abe indoda kuwe. Uzakwenza ube lisizi impilo yakho yonke. Futhi ngathi, awu, kulabafana abahle abancinyane abangamaKristu lapha ongahambisana labo. Futhi lapho ubaba wakho lomama, beyisa imicabango yakho, uphuma phandle. Kodwa uyahamba kungenani, futhi uyacabanga, ngingusomuhle ochumi lasithupha. Waqala ukuzipenda lokugijima phandle, futhi okokuqala wayesesemabhawa, usehambile elaphakadeni manje. Kodwa khona-ke, wama lapha, futhi liyazi, lizaba bani leyo nkazana eyangipha lona ngemuva lapho, ukuthi wayethanda lowo mfana. Wathi ulenyawo ezinhle ezincinyane futhi unuka kuhle sibili. Ungakucabanga lokho, ezifafaza iphefumi, leso isitabane hatshi indoda. Khangela, ngathi dade, ngingangcono ngihambe lomfana ongumKristu, owayele nyawo njengamakatapila futhi enuka njengeqaqa, nxa wayengumKristu uqobo. Kunjalo, qiniso. Yebo, lizaba, inyawo ezinhle ezincinyane futhi unukelela kakuhle sibili, isigijimi ezincinyane sasemabhawa, ekuqineni wawona impilo yenkazana. Kuyayangisa, kulihlazo. Umtshado uyahlonipheka, kodwa ufanele ungenwe ngokukhuleka lokuhlonipha. Uthando oluqotho kulowo mfazi, luzalubophanisa ndawonye nininini. Okubophayo emhlabeni niza kubopha ezulwini. Lapho uhamba usehla esitaladeni khonale, engaluphala, lokuba mpunga, lokuchwabhana. Kodwa lolo thando olufanayo, owawulalo kuye lapho usasemutsha, umfazi omuhle, uza kuba ulokhu ulalo. Ungangongobala amahlombe, ube lempabanga, lobuso obuchwabheneyo lakho konke okunye. Kodwa uza kukuthanda njengalokho owakwenzayo, lapho usima lamahlombe abanzi, lenwele eziphotheneyo. Nga kungunkulunkulu sibili, ngoba likhangele esikhathini lapho selichaphe umfula ngaphetsheya, lapho lizaphinda liphenduke, njalo ekubeni ngamadoda labafazi abatsha, ukuphila ndawonye nininini, isithembiso sikankulunkulu esilaphakade, wathi uzakwenza, yena, hatshi lokho kuphela, sizangena kukho, emva komzuzu, wafunga ukuthi uzakwenza. Lalelani kulokhu, lapho siqhubeka. Lo oyenziwe ngokomthetho wemithetho yenyama, kodwa ngokwamandla, empilo. Engela kuphela. Manje sizabala ngokuphangisa ukuze sikuthole. Ngoba uyafakaza esithi wena umpristi kuze kube nini ngokohlobo lukaMelikizedeki. Ingqeke kuzadingakala ukuba lo mpristi, uza kuba ngumpristi. Ngoba kukhona sobala ukwesulwa kwemithetho kwenziwa ngaphambi kobuthakathaka kokungasizi lutho kwawo. Ngoba umthetho kawuzanga wenze lutho luphelele. Awungeke kungela ndaba lokuthi wenzani. Ungathi akunatha, uthiye ukubhema, uthiye ukukhuluma amanga. Uhambe ebandleni futhi uzame ukwenza lokhu, futhi uzame ukwenza lokho. Ulokhu ungowenyama. Lo ngumthetho nje. Umthetho kawenzi lutho luphelele. Kodwa kuyini okwenza kuphelela? UKristu! Dumo! Ngingathiya ukuqamba amanga, ngithiye ukutshontsha, ngithiye ubufebe, ngithiye ukuhlafuna igwayi, ngithiye izinto zonke. Futhi ngilokhu ngingowenyama. UNkulunkulu kakwamukeli, ngoba angilalutho lokumnika enhlawulweni. Kodwa umzuzu lowo engibeka izandla zami phezu kwekhanda elibusisiweyo lenkosi uJesu, futhi ngithi, Nkosi, ngangilunganga, ungangithatha njengenceku yakho, futhi uNkulunkulu, aqabulele khatshana isono sami, ngima ngiphelele emehlweni kaNkulunkulu. Kunjalo, ngani, ngangimanga ngokwenelisa kwami, mina ngokwakhe, futhi usiphelelisile ngokuhlupheka kwakhe legazi lakhe. Ngiyabona sokuyisikhathi sokuvala, kodwa ngifuna ukuqeda ukubala lokhu nxa ngingenelisa ngokuphangisa. Kwenziwa ngenxa yobuthakathaka ngokungasizi lutho kwawo. Ngoba umthetho kawenzanga lutho luphelele, kodwa uyisingeniso sethemba elingcono. Liyini ithemba elingcono? UKristu, esisondela ngalo kuNkulunkulu. Ngani? Ngokulunga kwethu konke, lakho konke okulunga kwethu, lakho konke okulunga kwethu. Silokhu singabenyama, kodwa ukuba kanye ebukhoneni bukaNkulunkulu, sinanzelela ukuthi singeke sime lapho, ngaphandle kokufanela kwaJesu Kristu. Khona-ke siyasondela duzane loNkulunkulu, ngokufanela kwendodana yakhe. Nkosi, ngiyeza kuwe ngenhliziyo emsulwa, elizweni lendodana yakho uJesu, ngicela ungamukele. Oh mfowethu, ubuya ngendlela ephila ayo khonake. Hathi ukuthi, Nkosi, uyakwazi ngathi yakunatha, uyazi ngiphatha umkami kuhle, uyazi ngenza lokhu, ngenza lokho. Gawula lutho lokunikela ngoba umthetho wesimo senyama ongeke wenze lutho kodwa ukungeniswa kwelinye ithemba kwakwenza lelo themba elinguKristu esilalo njengengwegwe yomphefumulo liqinile futhi liqinisile khangela njalo okungangokuthi kuyenziwanga ngaphandle kwesifungo yena isabizwana ngawungananzelela phakathi lapha kusemabaleni abhalwe ngokutsheka wenziwa umpristi. Hachi umpristi kuphela kodwa wenziwa umpristi ngesifungo. Hachi manje khangela kasithatheni okunye konke obupristi. Ngoba labo abapristi amalevi abalungileyo abalungileyo amadoda athembekileyo abapristi labo babenziwa kungela sifungo. UNkulunkulu wathi nje emva kohlelo luka Aaron wenzela abo abapristi behla ngezizukulwane bayahamba isikolo futhi bafunde ukuba ngabatshumayeli nokunjalo behla phansi. Ngakho uNkulunkulu wabenza abapristi kanjalo bazenza abapristi ngemfundo yabo ngelifa labo nokunjalo kodwa lumuntu wenziwa umpristi ngesifungo uNkulunkulu wazithathayo. Lalelisisani manje bona baba ngabapristi ngaphandle kwesifungo kodwa yena ngesifungo ngalo owathi kuye inkosi yafunga njalo kayikuzisola ameni wena ungumpristi kuze kube nininini ngokohlobo lukaMelikizedeki. Ngalokho uJesu waba isibambiso sesivumelwano esingcono. Manje ngokuphangisa lalabo ngeqiniso babebanengi ababa ngabapristi ngoba bavinjelwa ikufa ukuthi bahlale njalo izinkulungwane eziphindoka zinkulungwane eziphindoka zinkulungwane zabapristi ngoba babengelalutho kodwa ukufa nje futhi ukufa lobuthakathaka lokufa kodwa mkhangeleni kodwa lumuntu. Umuntu bani uJesu ngenxa yokuthi uyaqhubeka uhlala kuze kube phakade ulobu priesti obungaguqukiyo lapho ngenxa yalokho laye kulamandla okusindisa ngokupheleleyo akulandaba ukuthi ukude okunganani ukhatshana okunganani ulamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye hathi ngokulunga kwakho kodwa ukuvuma kwakho bona abeza kuNkulunkulu ngaye lokhu ephilela njalo ukubanxusela ukhona lapho njalo ukubanxusela kumpristi omkhulu onjalo waba yithi ongcwele ongelacala ongelasici owehlukanisiweyo kuzo izoni lowenziwa umpristi omkhulu ezulwini. Nanko manje nxa ngingazama ukumela icala lami ngizalahlekelwa yilo. Nxa ngingazama ukumela ngithi awu ubaba wami wayeyindoda elungileyo ubaba wami wayengumtshumayeli awu ngiphile ebandleni ngilokhu ngilahlekelwe yilo kodwa lindoda inqopheleleyo uKristu uhlezi lapho futhi enikela igazi lakhe njalo okwezono zami. Nanko ke ongadingi insuku ngensuku njengalabo bapristi ukunikela imihlatshelo esenzela ezakhe izono kuqala emva kwalokho ezabantu ngoba lokhu wakwenzakani mhla ezinikela. Manje khangela indima yokucina ngoba umthetho uyamisa abantu babe ngabapristi abakhulu abalobuthakathaka yikho lokho umthetho wenyama okwenzayo. Manje ngifisa ngabe nje ngibe lamahola amabili lapha yiyo indlela umthetho olokhu usenza ngawo abantu abathumayeli kunjalo ngani bathi awu lindoda ilesehlakalo seseminari ngingeke ngintshintshanise isehlakalo sami esidala sasezulwini ngawo wonke amaseminari emhlabeni. Ngani sifundisele indoda ukhethwe ngabantu uyindoda yokuzenzela angilithandi lolo hlobo ngithanda umuntu owenzwe nguNkulunkulu bona kodwa umthetho ulokhu usenza abapristi umthetho ulokhu usenza abathumayeli ibandla lebaptisti bayanikeza abathumayeli izandla zigcwele bona balomtshina obahululayo amamethodisti alabo amabaptisti alabo amapresbyterian amanazarene pilgrim holiness amapentecostali bayabahulula ngokuphanyisa abangakwenelisa njengombuso omkhulu imitshina emikhulu bame lapho njenge ngihlezi ngisithi ngeqiniso ngizela usizi inkukhu ecacadwe ngomtshina uyazi okuyinkukhu okudala okucacadwe ngaphansi komtshina wokucacada akacacadwanga kahle hatshi isikhukhukazi kufanele sicacade inkukhu kodwa inkukhu yomtshina wokucacada lapho iphuma liya tiyo futhi yila mama ukuya kuye bona ngakwazi ukuthi umama uyini kunjalo uyamkhalela kodwa akalaye kodwa inkukhu encinane ecacadelwe ngaphansi kwesikhukhukazi indlela yemvelo iyakhala futhi umama aphendule Unjalo, futhi kwezinye izikhathi ngicabanga ngalesi sehlakalo seseminari sokuphuma ngaphansi kwalemitshina yokucacada emikhulu eLouisville lasemhlabeni wonke. Ucacada abatshumayeli ngezinkulungwane, imitshina yokucacada yamaPentecostali, le mitshina yokucacada yamaPresbyterian, le mitshina yokucacada yamaBaptist. Yonke iyacacada amatsiyane ayo amancinyane. Aya, tiyo, futhi akhulume ngemitshina yokucacada acacadelwa kiyo. Kodwa ngithanda ukuba lobaba, umama, libusiswe ibizo lenkosi. Abaningi abazalwa kanye lami, kodwa lokho okwakukhona ngabafowethu. Amen. Sinomama ophendulayo lapho umama osezulwini oba umama kithi sonke njengesikhukukazi. Sifukamela amatsiyane aso futhi sikekezekiyo futhi sifukamele phezu kwenkukhu zaso. Ngakho ngizalifukamela lani. Oh Jerusalema, Jerusalema, kangaki engingalithatha njengesikhukhukazi sikwenza amatsiyane aso, kangaki engingalenza abami kodwa alivumi. Lilawenu amaseminari acacada abapristi benu balifundisa ukuphambene lami. Manje selisele lilodwa, ukuchithwa kwenu kuhlezi phambi kwenu. Manje ngithi lokhu, oh bantu, umoya ongcwele ube ngathanda ukulifukamela kanganani njengesikhukhukazi sisenza amatsiyane aso, kodwa lifuna indlela yenu. Liza kuba lendlela yenu ngakho. Obunye balobu busuku ngizathanda ukuchumayela indlela yakho ngokwakho. Yazi uKhayini wayefuna indlela yakhe. Umuntu ufuna indlela yakhe lamuhla, kodwa kulendlela ekhangele kayilungile, kodwa ukuphela yikufa. Manje khangelani kulokho uthi isivumelwano esitsha. Ngiyakholwa manje ukuthi hathi bengisendaweni engayisiyo. Indima
28.
Ngoba umthetho uyamisa abantu babe ngabapristi abakhulu abalobuthakathaka, kodwa ilizwi lesifungo elalandela umthetho lamisa indodana eqhubekayo kuze kube nininini. UNkulunkulu akabusiswe nininini okwendodana eqhubekayo kuze kube nininini ngokohlobo lukaMelikizedeki. Futhi akakaze abe lesiqalo, akasoze abe lokuphela. Futhi umthetho ongeke ulethe ulutho olunjengalolo, ngoba wongowenyama. Ibandla lingeke lilethe ulutho olunjengalokho, inhlanganiso zesonto, ngoba bangabenyama. Amaseminari angeke alethe ulutho olunjengalokho. Bazama ukufundisa umhlaba kukho, bazama ukukuhlela kukho, bazamile yonke indlela emhlabeni ukwenza yonke into abangayenza, futhi bechiya into enkulu. Kumele uzalwe kukho. UNkulunkulu ukwenza lokho oyikho ngeqiniso, hathi ngoba wachiya ukwenza lokhu. Manje amaNazareni, awufanelanga ugqoke indandatho, awungeke ugqoke inkombalanga, futhi kufanele ube lezinto ezithile-thile. Ingalo zakho kumele zibe zinde kangaka, imikhono, iziketi zenu kufanele zibe zinde okungaka. Futhi amadoda awangeke abe ngamalunga ekilabhu. Futhi abasoze bakubhaphathize nxa ungasoze, kulungile. Nanka ingena amakatolika, futhi balokwabo. Futhi nanka ingena amamethodist, futhi labo balokwabo. Bonke babo balesilinganiso sokulinganisa ngaso. Nxa ungakwenzi, kulungile, yikho kuphela. Bona futhi-ke, kodwa into eqotho yikuthi yileyi: akula lutho engalweni zami engilulethayo. Ngibambelela nje esiphambanweni sakho. Oh Nkulunkulu, nginqunu ngilimele, ngidinga usizo. Oh ngokuthobeka kakhulu ngiyeza Kristu, ngivuma ukuthi angisilutho, futhi akula lutho phakathi kwami. Ngamukele, oh Nkulunkulu. Khona-ke uNkulunkulu uyakwamukela. Manje ungabe ungakwazi ama-ABC akho, ungabe ungazi ukwahlukanisa ikofi lendumba ezicacathiweyo, ungabe usazi ungakwazi ukuphendukela kwesokudla lokuphendukela kwesenxele, akwenzi ngitsho nomehluko lokho ongakwaziyo. Kulento eyodwa kumele ubeyazi, ukuthi uJesu Kristu wathatha indawo yakho njengesoni, futhi uyathatha indawo yakho ukuma ekulungeni kwakhe. Uvuma nsuku zonke ukuthi uphambanisile, lokumthanda ngenhliziyo yakho yonke lenhloso zakho zonke zibekwe ngakuye, uzakuya ezulwini. Yikho konke okukhona kikho, ukuba impilo eyayikuKristu kumele ibe kuwe. Kungenjalo ulahlekile. Ngingakavali nje, liyakhumbula isivumelwano esingelasimiso uNkulunkulu asenza lo-Abrahama? Kuyini akwenzayo ngaleyo ntambama lapho uNkulunkulu esithi mangibone, lapho u-Abrahama esithi mangibone ukuthi uzakwenza njani? Isahluko 16, ngicabanga ukuthi yiso sikaGenesisi. Ake ngibone ukuthi uzakwenza njani. Wathi hoza lapha Abrahama, futhi wakhupha u-Abrahama wathi, hamba ungithathele inqama, futhi ungithathele imbuzi, futhi ungithathele ithokazi, futhi ngifuna ukuhambise phezulu lapha futhi wenze umhlatshelo. Futhi u-Abrahama wahamba futhi wathatha imvu lembuzi leundlu kumbe ithokazi futhi wakubulala. Konke kwakuyimhlatshelo ehlanzekileyo futhi wayehlukanisa ngaphakathi kwaba zingxenye ezimbili futhi wakwendlala phandle. Khona-ke wahamba futhi wathatha amajuba athendele amabili futhi wawalungisa phakathi. Khona-ke u-Abrahama walinda inyoni kuzo elindele uNkulunkulu ukuthi abuye. Manje Nkosi, nanko umhlatshelo, uzakwenza njani lokhu? Kangikwazi ukuthi uzasindisa njani umuntu ngokuphambene lentando yakhe. Kangikwazi ukuthi uzakwenza njani lokhu. Ungakwenza njani Nkosi? Inkosi yathi, manje khangela u-Abrahama, ungumprofethi, ungokamoya futhi uzazwisisa lokho engikhuluma ngakho. Kulungile Nkosi, ngifuna ukubona manje ngikwenza kube ngumdlalo. Ngakho u-Abrahama woza phezulu lapha manje futhi uhlale phansi lapha futhi ulinde inyoni zingahlali. Ngakho waxotsha inyoni zonke ilanga laze laqala ukutshona. Futhi into yokuqala uyazi, uNkulunkulu wehla phansi lapho esiza phansi. U-Abrahama waqala ukuwozela. UNkulunkulu wathi, Abrahama, ngiza kulalisa. Manje lalela mngane wezomthetho. Bona, uNkulunkulu wathatha u-Abrahama ngokugcweleyo wamsusa emfanekisweni kungela ngitsho hhayi engakwenza kukho futhi iyo indlela akuthola ngayo. Wena wathi, oh, ngadinga uNkulunkulu. Awuzange. UNkulunkulu wakudinga. Akula muntu ongeza kimi ngaphandle ubaba wami amdonse kuqala. Bona, nguNkulunkulu wakudingayo, hathi wena udinga uNkulunkulu. Awuzange ukwenze. Imvelo yakho iphambukile, uyingulube kawazi mehluko, uhlala nje esibayeni sengulube. Yikho kuphela okwaziyo. Uyakuthanda, unatha utshwala, ubhixiza ngalapho, ugijima lomfazi wenye indoda futhi usenza yonke into ongayenza embi, ikhangeleka inhle nje. Oh mfowethu, siba lesikhathi esikhulu. Ucabanga ukuthi kuhle, kodwa uNkulunkulu uqoqoda enhlizweni yakho. Yikho okutshintshayo, hathi wena uqoqoda kuNkulunkulu. UNkulunkulu uqoqoda kuwe. U-Adamu kazange waqoqoda enhlizweni kaNkulunkulu. UNkulunkulu waqoqoda enhlizweni ka-Adamu futhi uyindodana ka-Adamu. Kunjalo u-Adamu engakabi indodana kaNkulunkulu, njalo uNkulunkulu wenza okokuqoqoda enhlizweni yakhe. Ungakabi indodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu kumele aqoqode enhlizweni yakho. Khona-ke u-Abrahama wayalala futhi lapho esiyalala kwakuyini le nto yokuqala ayibonayo? Obesabekayo sibili busasipoko, obesabekayo ubumnyama, lokho yikufa, lokho okuza phezu kosendo lonke lwabantu. Khona-ke wakhangela phambidlana kancinyane kulalokho futhi wabona ukuthunqa kwesithando somlilo. Ungakabi le ntuthu, kumele ube lo mlilo. Yiso isizathu ngikholwa isihogo kuyindawo evuthayo. Kulungile, watshengisa sonke ngamunye wethu singaphansi kokufa futhi sonke ngamunye wethu kufanele sihambe esihogweni ngoba siyizoni. Manje kodwa kusedlula lokho wabona okuncinyane okukhanya okumhlophe. Futhi lokho okuncinyane okukhanya okumhlophe kuyini ukukhanya? Kwakuyini lokho okukhanya okumhlophe? Leyo nsika yomlilo eyahamba phambi kwabantwana bakwa-Israyeli, insika yomlilo eyahlangana noPawulu esendleleni esiya eDamaseko, insika yomlilo eyakhupha uPetro entolongweni, insika yomlilo elapha lobu busuku. Lowo laphakade uNkulunkulu ongulaphakade, yena ngokwakhe wahamba phakathi kwemihlatshelo ehlukanisiweyo. Oh minabo, emuva laphambili komunye lomunye. Le yiyo indlela engizakwenza ngayo u-Abrahama. Ungikhangele lokho engizakwenza. Ngenza isivumelwano lapha futhi ngizathatha isifungo ukuthi ngokwenzalo ngizavusa umnuseli. Ngizakwenza isivumelwano lokufa futhi ngizalahla ukufa enyameni, ngoba mina ngokwami ngizabuya ngikuthathe. U-Abrahama wathi, ngenzalo yakho u-Abrahama uzabuya, uzakuba ngubaba womhlaba ngenzalo yakho. Futhi kungayisiwe wena kuphela engenza lesi sithembiso lawe, kodwa inzalo yakho emva kwakho. Wayekwazi umuntu wonke owayeza kuba khona, hathi bona, kodwa lokho engikwenzayo ngizakwenza. U-Abrahama ngathemba u-Adamu futhi wephula esakhe, futhi wonke umuntu wephula esakhe. Kodwa ngizakwenza lesi ngokwami futhi ngizifunge, ngizakusigcina. Ameni, ameni, ameni. Kuyini esikwenzayo? Senza isivumelwano. Ngithi mfowethu Nevali, manje khangela lokho okomzuzu nje. Ngithi mfowethu Nevali, ngikutshela lokho engizakwenza. Nxa ungatshumayela kuze kube kusasa ebusuku futhi ubusuku obulandelayo kusiya kuze kube ngolwesithathu, ngizatshumayela kusukela ngolwesithathu kusiya kuze kube ngesonto. Wenza leso sivumelwano? Yebo mnumzana, nansi indlela esikwenza ngayo. Khawula mfana, yikho leso isivumelwano eMelika. Iyo indlela esenza ngayo isivumelwano. Manje benza njani isivumelwano eJapan? Senza sithi uyakwenza ukuthile thile, futhi ngizakwenza ukuthile thile. Sithathe ingcosana esawuto, ngoba isawuto liyikumunyu. Futhi sithathe isawuto, futhi ngiliphosele kumfowethu Levi. Futhi umfowethu Levi uyathatha isawuto. Isawuto futhi aliphosele kimi. Leso isivumelwano esibophayo. Wenza njani isivumelwano David Livingstone lo mikro waseAfrika? Ubuya elizweni lakhe. Wahamba futhi wathatha induna, ukuze edlule ngalapho, ukutshumayela ivangeli lokwenza umsebenzi. Futhi bathatha ingilazi yewayini. Nansi isivumelwano lo mikro weAfrika. Babe lengilazi yewayini, futhi induna yamanigro, yahlaba imithambo yakhe, futhi wayophisela engilazini yewayini, futhi uDavid Livingstone wahlaba imithambo yakhe, futhi wayophisela engilazini yewayini, bakuhlanganisa, uLivingstone wanatha ingxenye yalo, futhi nomnigro wanatha ingxenye yalo, khona-ke, baphana izipho, omunye lomunye, induna yomnigro, uDavid Livingstone wathi, kuyini okufuna kimi? Wathi lelo jazi elimhlophe oligqokileyo. Ngakho uLivingstone wakhupha ijazi lakhe futhi walinika kunduna yomnigro. Wathi, kuyini okufunayo? Wathi lo mkhonto ohloniphekayo olawo esandleni sakho. Ngoba wayekwazi, wayengangena phakathi nalokho. Ngakho wathatha lo mkhonto futhi base bengabafowabo. Ngoba basebenze isivumelwano. Futhi lapho ephuma, futhi izizwe zizagijimela ukuyambulala. Waphakamisa lo mkhonto ohloniphekayo. Futhi lapho ekwenza, bakhangela futhi bathi, Oh, asingeke sithinte leyo ndoda. Ngani, ungumfowethu wesivumelwano, lanxa emhlophe, kanti kaze simbone ngaphambilini. Babengakwazi ukuthi babemnyama baze bambona. Babengakaze babone okunjalo ngaphambilini. Kodwa ngumfowethu wesivumelwano, ulo mkhonto wenduna esandleni sakhe. Ngumfanekiso bani omuhle lamuhla ukunatha isivumelwano segazi lenkosi uJesu. Lamandla kamoya ongcwele phezu kwethu. Siyaphambili, ebizweni likaJesu. Uthi lezi zibonakaliso, zizabalandela bona abangabakhona. Umkhonto ohloniphekayo wenduna. Bona ukuthi sinjani isivumelwano. Bakwenza njani ngesikhathi sabempumalanga? Benza isifungo omunye komunye. Babulala isilo. Basidabula phakathi. Futhi bamakhona phakathi laphakathi. Amadoda amabili amaphakathi kwazo. Isilo esidatshuliweyo. Futhi babhalelana isivumelwano. Ngani ngehluleka kugcina lokhu? Ngani ngehluleka kwenza lokhu? Ngani lokhu? Futhi ukuthi lokuthi. Makuthi umzimba wami ube njengesilo lesi esifileyo. Makuthi umzimba wami ube njengalesi silo esifileyo. Futhi lapho bekwenza lokhu. Bathatha lesi sivumelwano futhi bame phakathi kwalokhu benze isifungo bathatha isifungo ukuthi bazakwenza futhi bayadabula iphepha ndawonye ngaphakathi futhi balinike kwenye indoda elinye olandelayo esikhathini esithile bazahlangana futhi bafe ukufa ngabe ngehluleka ukugcina leso sifungo futhi babe njengalezo zilo ezifileyo kulungile liyananzelela izilo ezintathu ezipheleleyo iwundlu imbuzi lemihlatshelo emithathu epheleleyo laliyini iwundlu laliyini ijubathendele futhi ayisitshoni amajubathendele amabili anikelelwa kokubili usindiso losiliso phakathi ephakathi lokho kwayakikho bona inhlawulo yenziwa yaba ngokwahlukileyo kodwa usindiso lwaqhubeka ngokufanayo futhi lakanjalo kwenza usindiso luqhubeke ngokufanayo amajubathendele amabili kungehlukaniswanga kwakusitsho ukuthi kumelwe kokubili usindiso ngamanxeba akhe thina sasiliswa walinyazelwa iziphambeko zethu ngamanxeba akhe sasiliswa abekwa eceleni kungehlukaniswanga kodwa isivumelwano ingxenye esilo kwakuyi ezintathu zazo zaqunywa zehlukaniswa uyabona khona-ke lapho bekwenza lokho badabula futhi benza isivumelwano sabo khangela lokho unkulunkulu wakutshela u-abrahama ekhalvari njengokwenzalo yakho kuwe kwaphuma uyisaka uyisaka kwaphuma usibanibani ujakobe ujakobe kwaphuma ujosefa ujosefa kusehla abathatha izikhundla kwaze kwathi ekucineni ngaleyo nzalo yokulunga eyakhe wedlule ngalapha nje lapha esithi inkosi yethu yavela esizweni esingaziyo umose kazange ngitsho akhulume ngaso waphuma ebupristini inkosi yethu yavela esizweni sakojuda hatshi kolevi ngoba babengabezomthetho wenyama kodwa inkosi yethu yaphuma kojuda tubo nanko-ke lapho isithembiso esenziwa khona lalelisisani manje lapho sesivala futhi eCalvary uNkulunkulu wehla phansi futhi wathatha umzimba wendodana yakhe uqobo kulowo ayehlala kiwo futhi wawudabula phakathi eCalvary ukopa kwakhe elimele uqunyiwe futhi umkhonto wangena phakathi lapho futhi wamdabula phakathi futhi igazi lakhe lampompoza futhi wathi baba ezandleni zakho ngiyanikela umoya wami Wakhothamisa ikhanda lakhe futhi umhlaba wanyikinyeka futhi umbane wabaneka futhi imidumo yaduma. UNkulunkulu wayebhala isivumelwano sakhe esingapheliyo futhi wathatha umzimba wakhe ofileyo engcwabeni ngosuku lokuqala lweviki futhi wawuletha phezulu ezulwini futhi wawubeka lapho njengoKristu omkhulu njengesikhumbuzo. Uhlezi lapho uphelele nininini futhi wathumela umoya awudabula kulowo mzimba khona phansi ebandleni futhi lelo bandla lizamele libe nomoya ofanayo owawukulowo mzimba. Kungenjalo akusoze kuhlangane ndawonye lapho ekuvukeni. Lezo ziqa ezimbili kumele zibe ndawonye ngokupheleleyo futhi nxa ibandla leli lingaphelelanga khona ngokufanayo nje. Umoya ofanayo owawukuKristu awusoze ungene ekuhlwithweni. Nanso isivumelwano esingapheliyo mfowethu, sidinge ngokwakho okusenhliziyweni yakho uqobo. Thanda iNkosi, qiniseka sibili ukuthi usindisiwe. Ungathathi ithuba ngakho, uyabheja. Oh, lina thina abantu baseMelika sithanda ukubheja. Kodwa ungabheji ngalokho, wena oba neqiniso ukuthi ukahle. Ungayisikho ukuba wajoyina ibandla, kodwa ngenxa yokuthi uzelwe kutsha ngeqiniso, uKristu uze kuwe emuntwini kamoya ongcwele. Manje ngokubabaza nje, futhi lapho nje ngivala, kufanele sibe ngabathabayo okunganani, ukubona umoya ofanayo lo wakuJesu Kristu, khona ngaphakathi kwethu, usenza izinto ezifanayo azenzayo, ngesikhathi elapha emhlabeni, kufanele sibe ngabathabayo okunganani. Akasikhulekeni manje, lapho sikhothamisa amakhanda ethu. Nkosi, kube lisuku oluhle, lanxa ngisizwa njengalokho engihlala ngikwenza, ngokuthi ngihlezi ngikwenza, ngiyehluleka, angeke ngibumele kahle Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi uzangixolela ngendlela zami zobuwula. Oh, ngiyavuma izono zami phambi kwakho, futhi ngicela isihawu, ngisazi ukuthi kulomphristi omkhulu, omiyo esandleni sokudla sikaNkulunkulu emazulwini, ongenzwanga ngokufanana lo-Aaron, ngokwemithetho lemilayo lezinto, kodwa wahlaliswa lapho ngenxa yomusa kaNkulunkulu owakhangela phambili, umhlaba ungakasekelwa futhi wangibona ngiphansi lapha emhlabeni, futhi wafela izono zami, ukungibuyisela embusweni kaNkulunkulu. Ngiyakubonga wena Baba ngalokhu. Ngoba lumoya osubusa manje ebantwini bakho ulaphakade njengoNkulunkulu elaphakade. Ngiyabapha impilo elaphakade, impilo kokuphela, impilo engapheliyo, futhi abasoze babhubhe. Futhi ekwahlulelweni, abasoze babe khona, sebedlule ekwahlulelwa, sebehambile enkazimulweni, futhi nxa leli thabanekeli lasemhlabeni lidilika, silelinye elivele lisilindele phetsheya kungena kilo. Siyakubonga ngalokho Nkosi. Ngiyakhuleka manje, uba ekhona oyedwa lapha lobusuku, ongakaze anathe igazi eliqotho lesivumelwano, ongaziyo ukuthi lokho kutshoni, ongaziyo ukuthi kutshoni ukuzalwa kutsha, ukuba lobudlelwano obuqotho loKristu enhlizweni yabo, kumbe enhlizweni yakhe. Mabamamukele nje manje, lapho silindele futhi sisipha ithuba leli. Futhi ngalolo suku, siyakhuleka ukuthi simele ivangeli ekukhanyeni okuyikho. Siyakhuleka ebizweni likaKristu, lapho amakhanda ethu ekhotheme. Ungaba nomuntu ongaphakamisa izandla zakho kuKristu futhi uthi, Kristu kaNkulunkulu, oba lesihawu kimi, ngivumele njengenceku yakho engafanelanga, manje ngamukele umoya ongcwele enhlizweni yami, futhi nginike isiqiniseko lothando engilufunayo sibili. Nxa ungelawo, ungaphakamisa nje izandla zakho kuwe usithi, Nkosi, lesi isibonakaliso sokuthi ngiyawufisa. Ungaphakamisa isandla sakho, uNkulunkulu akubusise emuva ngale, Khosikazi, uNkulunkulu akubusise lapha mnumzana. Akubusise lapha mnumzana. UNkulunkulu abelani lokhu kuhle lindoda ekucineni lapha. UNkulunkulu akubusise mfowethu. Kothi omunye nje ngaphambi kokuba manje sivale. Yilindele nje okwesikhatshana. UNkulunkulu akubusise emuva le ndodana. Omunye njalo, ngiyafisa manje, ngiyafisa, Nkosi Nkulunkulu, uyayazi inhliziyo yami, uyakwazi okusengqondweni yami, wena umoya kaNkulunkulu uphilile futhi ubukhali kule nkemba esikanxazombili, aze ahlabe kuze kwahlukanise umkantsho lamathambo, futhi lomdaluli wemicabango yenhliziyo, cabanga ngalokho, uyayazi imicabango yakho, inhloso zakho. Ungaphakamisa isandla sakho uthi, woba lesihawu kimi Nkulunkulu khona manje, ngifuna ukuthi wena ubekwazi ukuthi ngiphambukile futhi ngiyakunanzelela, kodwa ngifuna ukuba kahle. Kulungile, lapho sikhothamise amakhanda ethu sikhuleka manje, cabanga okwesikhatshana nje, kasifuni kujaha ngalokho.
Myself in thee, let the water and the blood from thy flow in
double cure. He swore by it, two immutable things.
Safe from wrath and make me pure.
While I draw, O Lord,
Onkosi, siphe khona manje ukuthi sonke sizananzelela ukuthi lokhu kuphefumula kuhamba ngesiqhubu. Ukasikwazi ukuthi mingaki eminye esilayo phambi kwethu. Lokho konke kungeseluleko sakho esikhulu. Kumiselwe nguwe. Oh, oba lesihawu kithi. Futhi lakulabo abaphakamise izandla zabo. Nkosi, akudingakali ukubaqamba. Uyabazi bonke babo, kodwa ngiyanikela nje umkhuleko wokubanxusela. Ngikhuleka ukuthi ususe ukutshalwa enhlizweni zabo, futhi bavumele babuye ngesibindi khona manje esihlalweni sobukhosi. Bahambe ngesibindi khona phezulu esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu. Bathathe amathuba abo abawanikwe nguNkulunkulu. Ubabangele ukuphakamisa izandla zabo. Bebengeke bakwenze ngokwabo. Futhi ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzasipha lokhu ebizweni likaJesu. Amen. Manje mkhonzeni nje manje. Bangaki abezwa kahle manje, phakamisa isandla sakho uthi, dumisa inkosi, oh uyamangalisa, oh. Kule ndawo emthonjeni, uyayazi dadegethi, kasi bangaki abathanda leyo ngoma, manje siza kuba lenkonzo yombhaphathizo, ngesikhatshana nje, uza kuba bhaphathiza, kulungile.
Yes, there's room at the fountain for thee, oh room.
Kulungile, labo bantu ababhaphathizwayo amadoda azahamba kuleli kamelo abafazi kuleli. Kulungile, labo abazabhaphathizwa ebizweni elibusisiweyo lenkosi yethu. Umuntu wonke manje. Oh, ngiyayithanda leyo ngoma endala kaliyithandi na.
There's room at the fountain for thee. Oh, room, the room, there's plenty of room. There's room at the fountain for thee.
Manje lapho umdala esengenile ukulungiselela ubhaphathizo, ngizathanda ukukuchasisa kumbuthano, futhi ngizacela abanye abamadikoni, nxa bengangizwa ekamelweni. Lapho sebelungele, uyani futhi lingitshele, futhi ukuze sichedize ama-microphone. Sifuna lonke libone lokhu. Kungaphosa kube imizuzu elithumi ubude, futhi ibandla lizachitheka. Manje ngifuna ukulibalela okunye kwemibhalo engcwele kini. Ngifuna ukuyibala ebhukwini lemisebenzi. Futhi ngifuna ukuqala kundima 12, yesahluko 2 semisebenzi. Manje ngifuna ukuthi linanzelele esahlukweni 16 sikaLuka ongcwele kumbe esikaMatthew ongcwele. Ngiyakholwa kuyikho ukuthi uJesu wayesehla entabeni, bona wathi kubafundi bakhe, abantu bathi mina indodana yomuntu ngingubani? Futhi abanye babo bathi ngani ungu-Elias, futhi abanye bathi ungumprofeti, futhi abanye bathi uyilokhu kumbe okunye. Wathi kodwa lina lithi ngingubani? Futhi uPetro wathi wena uKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo. Kunjalo na, uJesu wathi, ubusisiwe wena Simoni kaJona, ngoba inyama legazi kakukwambulanga ngalokhu, kawuzange ukufunde eseminari, kawukufundanga ngomuntu. Wathi, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulile lokhu kuwe. Futhi ngiyatsho ukuthi wena uPetro, phezu kwaleli dwala ngiza kulakha ibandla lami, amasango esihogo akayikulahlula lona. Futhi ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu. Kunjalo na, futhi loba yini eliyikhululayo emhlabeni, ngiza kuyikhulula ezulwini. Elikubophayo emhlabeni, ngiza kubopha ezulwini. Ngabe wayekutsho lokho? Waye ngabe engakukhulumanga. Manje lapho isikhathi sihamba, manje uPetro wayenezihluthulelo zombuso. Manje ninabantu beKatolika, ningacabanga lokhu ukuthi lithi ibandla leKatolika lakhiwe phezu kukaPetro. Kulungile, sizafumana. Ngabe lezihluthulelo, ibandla leKatolika lokhu lisase lezihluthulelo. Kasifumaneni lokho uPetro akwenzayo ngezihluthulelo. Bona, khona-ke sizafumana. IBhayibheli lathi kuPetro, lakwabanye abapostoli, hambani emhlabeni wonke. Loba ngezikabani izono elizithethelelayo, kibo zithethelelwe. Loba ngezikabani elizibambayo izono, kibo zibanjiwe. Lokho ngingakukhuluma ukuze kuthi omunye angengazwisisi lokho engikutshoyo. UJesu wathi kubapostoli, loba izono zikabani eliziqolelayo, ngizabaxolela lami. Futhi loba izono zikabani elingaziqoleliyo futhi libabambele zona, ngizababambela bona lami. Yikho lokho uJesu akutshoyo. Khangela ibandla leKatolika lichovela kulokho. Kodwa kasifumaneni ukuthi bakwenza njani. Khona-ke, nxa singafumana ukuthi bakwenza njani, khona-ke kufanele sikwenze ngendlela efanayo. Manje kasifumaneni. Lusuku lwePentekosti, ibandla liyasungulwa. Bonke babezendlini yaphezulu, abantu baphuma lapho bekhuluma ngendimi ezehlukeneyo. Ngani? Lonke ulimi ngaphansi kwezulu lwalumelwe khonapho. Isilungu sasikhona lapho laso. Lonke ulimi phansi kwezulu kwakumele lube lapho, ulimi olwakhulunywa kulolo suku. Uyaqhubeka lapha futhi kunike okuningi kwezindimi, lokuthi njani amakreti, labafokazi, lamaproselayithi aseRoma, lama-Arabhiya, labo bonke bekhuluma noMagni. Manje babengakhulumi ngendimi ezingaziwayo, babekhuluma ngendimi ezaziwayo ebantwini, hathi indimi ezingaziwayo, kodwa indimi wonke umuntu ayezizwisisa. Isoni ongakholwayo wayesizwa lokho ayekutsho. Sizwa njani ngolimi lwethu uqobo lolo esazalelwa kulo? Manje khangelani. Manje, umbuzo uyabuya. Manje abanye beyisa indima 12. Kulungile. Futhi bonke bamangala, futhi ngokuthandabuza bakhulumisana besithi, lokhu kutshoni? Abanye bahleka usulu bathi, laba basuthi iwayini elitsha. Babe bayenza inhlekisa, ngoba babesenza njani? Babedayizela njengamadoda adakiweyo, bekhuluma bengazi ukuthi babesithini. Kodwa babethumayela ebandleni ngezilimi ababengazazi, kodwa ibandla lalikwazi. Bona, kulungile. Abanye bathi, basuthi iwayini elitsha, khangela ukuthi benza njani. Abanye bahleka usulu bathi, laba basuthi kodwa uPetro, khangela mfana olezihluthulelo. Kodwa uPetro emina balitshumi lanye, waphakamisa ilizwi lakhe wathi kubo, manje khumbulani, lokhu yikusungulwa kokuqala kwebandla. Lina madoda aseJudiya, lani lonke elihlala eJerusalema, ngakwaziwe kini lokhu, njalo lilalele amazwi ami, ngoba laba kabadakwanga, njengoba lina licabanga. Sibona kulihola lesithathu losuku, amabhawa ayengakavulwa lapho, ubona. Kodwa lokhu yikho lokho okwakhulunywa ngakho umprofethi uJoweli, ukuza kuthi ensukwini zokucina, utsho uNkulunkulu, ngizathulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, phezu kwamadodana enu lamadodakazi, futhi baza kuprofetha, lamajaha enu abone imibono, labadala benu baphuphe amaphupho. Njalo laphezu kwenceku zami lakwencekukazi zami, ngalezo nsuku ngizathulula umoya wami zizaprofetha. Njalo ngizaveza izimangaliso ezulwini phezulu lezibonakaliso emhlabeni phansi. Manje nguPetro echumayela manje, lo olezihluthulelo, igazi, umlilo, izinkungu zentuthu. Ilanga lizaphendula umnyama lenyanga igazi ngaphambili lungakafiki usuku lwenkosi olukhulu loludumisekayo. Futhi kuzakuthi wonke obiza ibizo lenkosi uzasindiswa. Lina madoda ako-Israyeli, zwanini la mazwi. UJesu weNazaretha, umuntu ofakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu ngemisebenzi yamandla langezimangaliso langesibonakaliso lezo azenzayo phakathi kwenu, lina ngokwenu liyazi. Khuluma ngokukhalinyelwa, wayelezihluthulelo liyazi. Woba Yena lo ekhululwe ngecebo elimisiweyo langokwazi okuphambili kukaNkulunkulu. Nanko-ke wayengakhululwa kanjani? Ngoba uNkulunkulu wakumisela ngaphambili ukuba ngaleyo ndlela. Bona, ukwazi ngaphambili kukaNkulunkulu. Okwesikhatshana nje batshele bami nje okomzuzu ngize ngiqede ngombhalo. Lamthatha nangezandla zabangelamthetho lambethela lambulala. Yena uNkulunkulu wamvusa futhi wamthukulula inhlungu zokufa ngoba kwakungela kwenzeka ukuthi abanjwe yikho. Ngoba uDavida wakhuluma ngaye, ngabona inkosi ngaphambi kwami njalo njalo, ngakwesokunene sami futhi kangiyikunyikinywa. Ngakho-ke inhliziyo yami yajabula nolimi lwami lwenziwa lwathokoza laphezu kwakho, inyama yami izahlala ethembeni. Ngoba kawuyi kuthiya umphefumulo wami esihogweni, kawuyi kunikela ongcwele wakho ukuthi abone ukubola. Wena wangazisa indlela zami, indlela zami zempilo, zangigcwalisa ngenjabulo lasebusweni bami. Madoda labazalwane, ake ngikhulumekile ngokukhululeka ngokhokho uDavida ukuthi wafa, njalo wangcwatshwa lengcwaba lakhe likhona kithi kuze kube lamuhla. Ngakho-ke engumprofethi ekwazi ukuthi uNkulunkulu wafunga ngesifungo, ngisanda nje kuqeda ukukuchumayela, ukuthi ngokwesithelo sokhalo lwakhe wayeza ngokwenyama uza kuvusa uKristu ukuze ahlale esihlalweni sakhe sobukhosi. Lokho nje engisanda kukuchumayela, uPetro echumayela into efanayo. Futhi ebonile lokhu ngaphambili, umprofethi wakubona ngaphambili, wakhuluma ngokuvuka kwaKristu ukuthi umphefumulo wakhe ngawuthiwanga esihogweni nenyama yakhe ngayikubonanga ukubola. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa esingabafakazi balokhu thina sonke. Ngakho ephakanyiswa futhi ngakwesokunene esesandleni sokunene, ephakanyiswa ezulwini, eyamukele kubaba isithembiso sikamoya ongcwele, wathulula lokhu elikubonayo nelikuzwayo. Ngoba uDavida kenyukelanga ezulwini umprofethi, kodwa yena uqobo lwakhe uthi inkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami ngize ngenze izitha zakho esenabelo senyawo. Ngakho-ke lalelani kulokhu, indlu ka-Israyeli yonke kayazi isibili ukuthi uNkulunkulu wenza lo uJesu ofanayo, lo lina lambethela konke inkosi loKristu. Lokho kufanele kuyiqede indaba, akufanelanga na? Manje bathi ukuzwa lokhu zona izoni bahlabeka enhliziyweni zabo, base besithi kuPetro, madoda noPetro la abanye abapostoli, madoda labazalwane, siza kwenzani? Kulungile, nanku-ke kuyini alakho isihluthulelo, isihluthulelo sombuso. Ungaphi umbuso? Ungaphakathi kwakho. Kunjalo umoya ongcwele ngumbuso kaNkulunkulu. Siyakwazi sizalelwa embusweni njengezinceku lamaqula. Khangela ulezihluthulelo ohlangothini lwakhe, kuyini oza kwenza ngakho? Lesi yisikhathi sokuqala umnyango ovulwa. Manje umbuzo uyabuzwa umthumayeli okwesikhathi sokuqala, lo olesihluthulelo. Ngiyakholwa nxa wathi, mana ngekhanda lakho lokho kwakuya kuba semthethweni. Loba yini okubopha emhlabeni ngiza kubopha ezulwini. Kulungile. Loba yini okutshoyo ngiza kutsho into efanayo. Ulesihluthulelo, kulungile. Ngiyahloma isihluthulelo emnyango. Kuyini elikwenzayo, madoda labazalwane? Kuyini esiza kwenza? Manje bathi ukuzwa lokhu bayahlabeka enhliziyweni zabo, basebesithi, madoda labazalwane, uPetro wasesithi kubo, phendukani libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono, njalo lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele. Ngoba isithembiso ngesenu lakubantwana benu lakubo bonke abakhatshana labo bonke ezababizela kuyo inkosi uNkulunkulu wethu. Lokho kwaqeda indaba kokuphela. Akulabantu asebake kuloba siphi isikhathi asebake baphikisa lokho. Ibandla lekatolika labuya kulokuthi bacwiliswe bayachela, kulokuthi basebenzise ibizwe likaJesu sebethethe Baba, Ndodana lomoya ongcwele. Akukaze kufundiswe eBhayibhilini, wonke umuntu kusukela kuleso sikhathi kusiya wabhabhathizwa ngokucwiliswa ngebizo likaJesu Kristu. Kuthi abanye bacwiliswa uJohane umbhabhathizi, owabhabhathiza uJesu. Kuthi uPawulu wabatshela ukuthi babengeke bamukele umoya ongcwele kanjalo. Benza okokuphenduka futhi babhabhathizwa kakutsha njalo ebizweni likaJesu bengakatholi umoya ongcwele. Bangaki abakwaziyo ukuthi yiwo umbhalo, imisebenzi isahluko 19. Nanko-ke, ngoba umbuso wezulu wanamekwa ngophawu kuloba yiphi indlela ngesifungo ngoJesu Kristu ukuthi lokho kuza kuba semthethweni ezulwini. Phendukani libhabhathizwe lonke ngamunye wenu ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele. Ngoba isithembiso ngesenu lakubantwana benu kubo abakude labo bonke inkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Amen. Kasikhulekeni. Baba Nkulunkulu, lobu busuku iminyaka engamakhulu alithumi lesificamunwemunye lokunye isiyedlule, kukanti ukuthembeka lobumsulwa benhliziyo zabantu lokhu zikhalela uNkulunkulu njengabantwana bekhalela uchago lwebele likamama wabo. Siyakuthanda Nkosi, asingeke siphile singelawe njengalokho uDavida akuchoyo umphefumulo wami uyakomela wena njengendluzele esifuleni samanzi kumele iwathole kumbe ife futhi baba sithingisise embhalweni emuva laphambili hathi ukwehlukana kodwa siyabona lawo amaseminari lezi zifundi zesayensi yenkolo lamuhla abachumayela ngokwemilayo yabantu futhi kungasimilayo kaNkulunkulu ngakho-ke Nkosi aseyisi lawo madoda kodwa siyeyisa izinto abazifundisayo ngakho-ke Nkosi siyacela ukuthi babe ngabafowethu siyacela ukuthi ubaxolele impambeko yabo futhi siyakhuleka ukuthi babuye embhalweni bawubale hathi ngendlela iseminari ekufundisa ngayo kodwa ngendlela uNkulunkulu akubhala ngayo siyakhuleka Nkulunkulu manje ukuthi laba bantu abezayo lobu busuku ngobhaphathizo lwamanzi njengomalusi wethu olikhawe esiya kuleli phulupiti esuka lapha ukuchumayela ivangeli leli vangeli elifanayo futhi-ke echibini lokubhaphathizelwa ukungcwaba siphe Nkosi ukuthi munye lomunye walaba abazakwamukela umoya ongcwele ngoba wapha isithembiso lizakwamukela umoya ongcwele ngakuthi umoya kaNkulunkulu ube ulindele phezu kwamanzi ukwamukela ababhaphathizwayo lobu busuku ngoba siyabanikela ezandleni zakho ebizweni likaJesu Kristu. Ameni.